Ngifuna kuqala ukubonga munye lamunye wenu owathola umbiko ukukhulekela unkosikazi ubegula sibili asikwazanga ukuthi kwakuyini futhi asikwazi lokho okwathatha indawo. Yikuhlanza okubi kakhulu nje futhi wayeqalekile sibili futhi lokhu qhophose ikakhulu lokuhlanu samgcina ethandelwe engutsheni ze-ayisi. Ngakho kodwa usekahle manje, uqhuqho lonke alusekho futhi ukahle. Ngakho ubuthakathaka kabi, ulahlekelwe phose ngamaphawundi alitshumi. Ngiyacabangela kazange lobu busuku uginye akuhlafunileyo kwakhe okokuqala kusukela ngesonto. Futhi-ke wayegula sibili futhi sathemba inkosi ngaye, futhi nje yamedlulisa ngalapho. Manje sifuna ukulitshela ukuthi liqhubeke likhuleka ukuthi athole amandla akhe njalo. Futhi manje limpela viki ezayo, inkosi ithanda, kufanele ngiye eMiami. Umngane wami umdala umfowethu Bosworth uya ekhaya futhi uphosa abe le minyaka elikhulu ukudala manje. Futhi wangibiza wathi, "Mfowethu Branham, woza ungibone khona kanye, ngifuna ukulitshela enye into ngingakahambi." Futhi ngicabanga ufuna ukungikhulekela futhi nje abeke izandla phezu kwami engakahambi liyazi. Futhi ngithemba ukuthi ngingaphetha insuku zami ngilodumo njengo-F.F. Bosworth kuwo wonke amadoda engiwaziyo emhlabeni, yonke indoda esengake ngahlangana layo emhlabeni. Angikaze ngihlangane le ndoda engangifisa kakhulu ukuba njengayo, njengo-F.F. Bosworth, njengomthumayeli. Lokho engikutshoyo, angikaze ngizwe umuntu oyedwa emhlabeni wonke loba ngaphi owake wenza isitsho esisodwa ngo-F.F. Bosworth kodwa okwakuyinto yonke, umKristu lento yonke, umfowethu oqotho. Ukwehlukana kuthiya ngemuva kwethu amanyathelo echebechebeni lesikhathi. Ungumfowethu omangalisayo futhi yena useluphele sibili manje duze lekhulu. Ngakho uya ekhaya nje yikho kuphela. Futhi wangitshela wayesazi ukuthi wayehamba futhi wayelindele nje, wathi isikhathi esimnandi sempilo yakhe kukhona manje lapho nje elindele. Kodwa wathi uza kubakwazi ukuthi wayesehamba. Ngathi kumele ngiye eMichigan liviki mfowethu Bosworth. Futhi wathi, "Awu, ungakwenzi kube isikhathi eside kakhulu mfowethu Branham. Angeke ngibe ngisahlala okwesikhathi eside, ngiba buthakathaka sonke isikhathi." Ngakho ubengumngani kakhulu kimi ukuthi ngingayi khona. Manje nxa ngingandizela khona ngizandiza ngibuyela futhi mhlawumbe ngiphenduke okwangesonto ebusuku. Nxa kungenjalo, awu, khona-ke kuzafanele ngitshayele futhi kungangithathela isikhathi eside kancinyane. Futhi likhulekele umfowethu Bosworth, likhulekele nje ukuthi uNkulunkulu futhi lapho ethatha ukhokho omdala ukuthi uzathumela nje inqola yomlilo futhi amthathe. Bona, ngiyamthanda, ube njengobaba kimi. Enye indoda endala, yena lo mfowethu Stuart, ngingathi ngiyamela ebantwini abadala, ngiyabathanda. Futhi umfowethu Stuart omdala wahamba ukuyalala njengalokho layo, ngoba umfowethu Stuart wayengekho mdala kangaka. Angicabangi njengomfowethu Bosworth. Futhi khulekelani umfowethu Bosworth, into yonke kayibuthelezi ngasendaweni, kodwa ufuna imikhuleko yethu, kodwa hathi kangako okungasilutho, kodwa nje eyakhe ukuthi uNkulunkulu uzamvumela ahambe ngokuthula. Manje futhi-ke sifuna ukukhumbula njalo ukuthi kusasa inkosi ithanda sincwaba omunye wabangane bethu waleli bandla, umfowethu Saul Coates. Ube lapha izikhathi ezithile, wasebenza ehofisini yeposo okweminyaka futhi ufele esibhedlela se-veterans ngobunye obusuku. Umfowethu Cox lami sahamba uyambona futhi wayele phansi kakhulu futhi uhambile manje umKristu. Futhi siza kumngcwaba kusukela eCourt's Funeral Home kusasa emini ngehola lokuqala nta. Umfowethu Neville lami, oNeville abathathu bezomculo baza kube behlabela futhi siza kube sintshintshanisana izinkonzo. Umfowethu Neville lami, lokho yikuthi angizange ngibe kwazi lapho sisenza amalungiselelo nje ukuthi kuyini la ngokumayelana ngomeda. Futhi-ke khona-ke umngcwabo wakhe uza kuba kusasa emini ngehola lokuqala nta eCourt's Funeral Home. Futhi-ke ngehola lesibili ntango lwesihlanu umnumzana Wheeler, sasimbiza ngokuthi Port Wheeler, yena ngiyakholwa sibili lelo elakhe eliqondileyo futhi liyazi ngikubone nje ephepheni. Futhi angizange ngibe kwazi ukuthi kwakungubani ngaze ngakufumana. Wayengumakhelwane wethu okweminyaka futhi usedlulile nje. Wayekhona lapha phambi kwebandla ngobunye ubusuku futhi ngangizama ukumthola ukuthi abuye ebandleni ngobunye ubusuku phose amaviki amathathu edluleyo. Wema khona lapho futhi ngizama nje ukumncenga ukubuya ebandleni, ngoba kangicabangi ukuthi wahamba ebandleni kumbe loba yuphi umsebenzi awufundelayo waloba luphi uhlobo. Kodwa ulomfana ongumthumayeli weBaptist, kodwa wayengela ngitsho umsebenzi awufundelayo ngokwazi kwami. futhi usehambile manje ukuhlangana loNkulunkulu. Ngakho lokho kuzakuba ngolwesihlanu emini ngehola lesibili nta eKhosi Funeral Home. Futhi njalo umfowethu nevayili labo baza kube behlabela lakulowo mngcwabo khonale. Futhi ke nxa loba nguphi wenu efuna ukubuya ezinkonzweni kukusasa ngehola lesibili kumbe kusasa ngelokuqala, ngicabanga ukuthi lokho kuhle, akunjalo na mfowethu? Futhi ababili lomunye kunjalo na? Ababili eKhosi Funeral Home. Futhi manje ngesonto ekuseni ngomgqibelo kuza kuba ngumsakazo, futhi umfowethu nevayili mhlawumbe kuza kulazisa ngaleso sikhathi nje lokho, uba singaba lenkonzo yosiliso okwangesonto ebusuku kumbe isikhathi leso esizakuba sesiphendukile nxa ngingandizela eFlorida ukubona umfowethu Bozwethi. Kangazi nje ukuthi ngingasuka njani kuye, yena ungumngane omdala othandekayo, futhi mhlawumbe izikhathi zethu zokucina ukuhlangana nxa inkosi ikuvumela kulo umhlaba. Futhi wa angikwazi ukuthi ngingasuka kuye khona kanye kumbe hatshi, futhi kangifuni ukuhamba khatshana layo, kodwa liyazi ukuthi kunjani, ulezinye izinto okufanele uzenze. Manje kulesitho esisodwa engizathanda ukusitho lapha, lapho kungela abaningi futhi abantu abangabangani bami, ngiyathokoza ukubona udade Smith lapho. Isikhathi sokuqala ngimbona emuva okwesikhathi eside. Unjani dade Smith? Umnyaka minabo ngiyakhola isikhathi sokucina ngikubona eBanton hapa, ngiyathemba ukufika phezulu lapho ngesinye isikhathi. Kuhle lokho, ngiyakholwa isikhathi sokucina ngikubona kwakusenkonzweni yomngcwabo eLouisville. Futhi ngiyamkhumbula udade Smith kuhle kakhulu ukuthi sasi ngangivame ukubuya ngimthathe eRolini lapho sisiya phansi ebandleni. Ithara endala yamalahle ibingaphandle ngemuva kwayo, futhi amafenda ephephetheka phezulu laphansi, futhi kuqanda. Futhi mina unyawo olulodwa luhlezi phandle, oh minabo amanzi amaningi edlulile phansi emfuleni kusukela lapho dade Smith.
Yes sir. Well,
yebo mnumzana, awu siyabonga inkosi ngaleyo mikhuleko eligugu futhi lokho esimthanda. Into eyodwa omunye angamangala ngobunye ubusuku, ngangikhuluma lomfowethu Freeman phandle lapha esitaladeni. Futhi kwezinye izikhathi omunye umuntu wathi, bona masinya lapho inkonzo isiphelile kuyini okwenza umfowethu Branham nje asuke futhi ahambe? Nanku okuyikho, umkami uyedwa bona. Futhi nxa ngingaqala ukukhuluma ngizakhuluma ingxenye yobusuku, futhi nango elapho ehlezi lapho eyedwa isikhathi esiningi. Futhi yizo isizathu ngiphangisa ukuphuma ukubuyela kuye, uyabona, okwesikhathi sobusuku, ngoba ngingaqala ukukhuluma ngikhuluma isikhathi eside, ngikhuluma kulowo ingxenye yehola, angeke nje ngihambe futhi ngithi unjani lobu busuku, unjani, unjani, kangikwenzi lokho. Ngiyama nje futhi ngiqale ukukhuluma, futhi omunye umuntu aqale ukukhuluma mayelana ngenye into, futhi ke ngilapho okwehola bona. Futhi yizo isizathu uyahlala futhi alindele lokunjalo, futhi yizo isizathu kunjalo. Ngangingafuni nje ukuthi licabange ukuthi kwakungenxa yokuthi ngangingafuni ukuhlangana labangane bami futhi ngiqhawule izandla zabo. Futhi ngitshengisele ubudlelwano bethu lokunjalo, kodwa kwakuyindaba yalolo hlobo. Ngakho manje wonke umuntu kabe semkhulekweni, ngabagulayo labahluphekileyo. Futhi unkosazana Harvey ukulolonke lolo hlupho usesiba kahle, yebo mnumzana. Futhi kangiboni ni manje kungaba khona ngokwazi kwami omunye udokotela lapha. Futhi nga ngilahlekile kule platform, uNkulunkulu ngithethelele, kodwa ngiyakholwa uNkulunkulu uzabapha umlando odokotela ngalokho abakwenzayo kulowo mfazi. Ngiyakholwa ekuhlinzweni, ngiyakholwa emithini, ngeqiniso ngiyakukholwa. Ngiyacabanga uNkulunkulu wabathumela lapha ukusisiza njengokufanayo wathumela omakanika bezimoto lokunjalo, kodwa lowo mfazi omncinyane udokotela wayemlalisile futhi wathi wayegcwele imvukuzane, akulanto engenziwa, umama omncinyane wequku labantwana. Ngehla ngaya kuye futhi ngazama ukuchasisa kuye ukuthi kanjani ngomkhuleko, futhi ungumfazi omutsha nje phose amathumi amabili lanhlanu, futhi lokuthi uNkulunkulu wasilisa kanjani ingane yakhe encinyane ibizwa ngokuthi ingane yesimanga khona esibhedlela sabantwana manje nge-meningitis, futhi okwesimo esesabekayo kangaka somfo omncinyane esasiyikho, futhi inkosi yakusilisa khona kanye. Bona odokotela abazange bakuzwisise. Ngehla ngaya kunkosazana Harvey futhi ngathi, manje nkosazana Harvey odokotela sebekudelile? Yebo mnumzana. Kuyi futhi indoda yakhe yathi, yebo kakula lutho olungenziwa, ugcwele imvukuzane ngokupheleleyo. Ngathi, awu manje lokho esifuna ukukwenza yikukholwa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzasilisa akusilise. Futhi ngathi, ukuthi kwenzakala njani? Imvukuzane ingeke isuke khona lapho, kodwa nxa singakhuleka khona-ke impilo yemvukuzane iyasuka. Ungagula okwesikhatshana esithile futhi ngathi ungathola ukungezwa ubuhlungu khonapho, futhi ngathi khona ke emva kwamalanga amalutshwane ungagula kakhulu ukwedlula loba nini kodwa ngathi ufanele ufake ukholo lwakho ukumelana lemvukuzane ngathi nga imvukuzane ingaphila uyafa nga imvukuzane isifa uyaphila futhi ngathi manje sizakhuleka futhi sakhuleka lokufakazi bonke engabubonayo uNkulunkulu wathinta umzimba womfazi futhi masinyane wabangcono wahamba ukuyabona umama wami wavakatsha esigabeni lapho esaseso sizini olunjalo nje waye ngasela zinhlungu futhi ke emva phose kwamalanga amathathu waqala ukugula njalo futhi ke kwasekutholakala ukuthi idolobho lalithe ukuthi liza kubhadala isikwelede sikadokotela nga odokotela bengakuhlinza futhi manje nga ngiphambanisile uNkulunkulu ngithethelele kodwa bathatha lo mama osemutsha benza umuntu wokuhlolela phezu kwakhe ngaye bamkhuphela lapho futhi bakhupha amathumbu esiswini sakhe lapho konke bakhupha konke umthambiso futhi lokusebenza kwezibilini futhi bakufuqela phandle emaceleni futhi waba setafuleni yokuhlinzelwa amahola ayisifica munye munye lokunjalo umongikazi wathi wakhangeleka njengesilaheni lapho abaphosela ezangaphakathi zakhe indawo ngendawo futhi bafaka isibeletho seplastiki lamachubo eplastiki lokho kusobala kodwa kuliqiniso lezibilini zeplastiki lezinto ezinjengalezo futhi bathiya umfazi elele kuleso simo umama omncinyane ngithi ngendlela yami yokukucabanga lawo madokotela balicala lokubulala wabatshela wathi umfowethu Branham ungikhulekele futhi wathi sizakholwa ukuthi imvukuzane yethu ukuthi imvukuzane isifile wathi ngilezi ndaba ngawe imvukuzane yakho iyaphila engakubona kanjani kwakungaphakathi akula x-ray engakutshengisa imvukuzane iyi awungeke utshengise imvukuzane nge-x-ray iyinyama ngokwayo kawungeke uyibone kulento eyodwa kuphela yokwenza baquma phakathi komfazi futhi bamquma wabayiziqa yikho kuphela manje nxa bekungumama omncinyane ngingamyekela nje avivinye ukholo lwakhe ngonkulunkulu kulokwenza umuntu wokuhlola ngaye komunye umuntu njengalokho manje nxa ngilenjongo engalunganga ngifuna uNkulunkulu angithethelele liyabona ngoba angifuni ukuthi licabange ukuthi angikholwa ekuhlinzweni kumbe angikholwa kubodokotela lezinto lokho kulungile kodwa ngicabanga ukuthi ufanele ubekwazi lokho okwenzayo ngaphambi kokugeba phakathi komuntu hathi ukubasebenzisa nje okokufundela phezu kwabo njengalokho kunjalo futhi manje ngoba angeke aphile yikho kuphela nxa engaphila ngeqiniso uza kuba ngesinye sezimanga esikhulu esake senzakala lapho umfazi ekhangela phansi futhi wabona ukuthi izibilini zakhe zikwelinye icele lezinso zakhe zimele zisebenze kwelinye icele wedlule nje njengalokho wedlula ngani kwakungasilutho into encinyane edubekayo yayisihambile futhi nje umama oleminyaka phose engamachumi amabili kumbe amachumi amabili lanhlanu ubudala olabantwana abathathu kumbe abane ukukhulisa into elusizi kakhulu engake ngayizwa empilweni yami ngathi ngendlela yami yokucabanga udokotela ulecala loku nga wathatha lo mfazi nje okokufundela phezu kwakhe ngoba idolobho laliya kukubhadalela khona ke lokho kubi akufanelanga kuvunyelwe. Awu, ngiyakutshela mfowethu, akutsho ukuthi kungeke kwenzakale. Futhi akusikho kuyenzeka futhi njalo kungeneliseka ngoba ngiyazi umuntu owayekhutshwe ingalo eCalifornia lonke liyakulandelela ephepheni wakhulekelwa futhi ingalo yayikhutshiwe phezulu lapha isikhulile phansi kwaze kwathi iminwe yayisimila kiyo manje endololwaneni esihlakaleni esandleni lasengxenyeni zemalungeni esandla kwasokubuyele eminweni liyabona kuse ngiyakholwa ummemezeli wokholo inyanga ngayinye loba lapho esethole isandla sakhe njengalokhu watshengisa khona lapho ingalo yakhe eyayiphume khona lapho esimile khona inyanga ngayinye ukuthi ibuye njani okwakungaba ngumnyaka sibili kunjalo ngiyakholwa kuyinto engavamanga bona kuyinto engavamanga sibili Kanye ngesikhatshana sengake ngezwe ngakho manje lomfowethu Bozwe wakhulekela umfazi ngobunye ubusuku futhi nganye lo yedwa emhlanganoni wami kodwa okamfowethu Bozwe waba khonapho owami wathatha isikhatshana esincinyane ukukwenza wakhulekela umfazi manje ngabala ubufakazi bomfazi wayele mvukuzane engelakhala yayidle ikhala lakhe futhi ukusa okulandelayo umfazi wayeselekhala manje ngiyazi lokhu manje lo ngokamfowethu Bozwe ebhukwini lakhe elithiwa uKristu umsilisi ngiyakholwa kumbe umlethi wenjabulo oyedwa manje kusebufakazini bomfazi lebizwe lakhe lekheli futhi kulabo makhelwane labo dokotela lakho konke ukukufakaza ukuthi kwenzakala manje eLittle Rock Arkansas obunye ubusuku ekamelweni ngangikhuleka lapho hathi iLittle Rock kodwa iJonesboro ukuthi ngangikhuleka ngathi ngizahlala ngize ngikhulekele umuntu wokucina ngangilensuku eziyisifica minwe mbili lobusuku kuplatform bona futhi ke Futhi ekamelweni kwakukhona umfazi owabuyayo wayele henki yakhe phezulu njengalokhu futhi ngacabanga ukuthi wayekhala futhi ngathi oh ngithemba kwakulihola lesibili kumbe elesithathu ntaye kuseni ngathi ungakhali dadewethu uNkulunkulu ngumsilisi wathi angikhali mfowethu Branham wakususa wayengelakhala bona odokotela babethe imvukuzane yayisidle phansi ethanjeni elimhlophe phakathi lapha babetshengisa futhi ngangimkhulekele futhi ngacela inkosi ukumsilisa Futhi pose amane kumbe amahlanu amaviki kusukela lapho ngangise Texas khona futhi kwakukhona indoda ehloniphekayo egqoke kuhle ehlezi lapho wathi ningaba lelizwi nje mfowethu Branham masinya lapho efika phezulu kuplatform omunye wama Asha wazama ukumenza athule ngathi awu asiboneni wathi yalinandzelela ikhosikazi leli elincinyane ngathi hathi angilinandzeleli wathi nga ungakhangela kulumfanekiso uzakulinandzelela futhi wayengumhloli eTexas khona Futhi lo wakungumama wakhe elikhala elitsha elishumileyo nje elibunjwe njengelinye manje lokho kuyatshengisa ukuthi uNkulunkulu ngikubonile kusenziwa manje uNkulunkulu engakwenza lokho kunkosazana Havi omncinyane futhi ngiyakhuleka ukuthi akwenze ngoba into encinyane ifuna ukuphila mfowethu Tony uke wabalenye into Amen. Amen. Yebo lokho kuhle futhi yebo ngeqiniso uzakwenza ungumsilisi.
Yes.
I get along good like I am. Just like I am a function, good, I'm healthy. But
Amen. Sure.
Ngiza kwenza sibili. Awu, ngithemba ukuthi uNkulunkulu angakubuyisela kuwe, ndodana. Ungakuthatha ukubuyisele futhi umtshengise. Yikho khona kanye, kungokobufakazi kulo udumo likaNkulunkulu. Khuleka ukuthi uNkulunkulu akwenze. Oh, yena nxa enguNkulunkulu uSomandla, angenza zonke izinto. Nxa engeke akwenze zonke izinto, akasuye uNkulunkulu uSomandla. Kulenye into esenze lokho esiyikho ngendlela esiyiyo. Kungenjalo, sasiza kuba sibe lekhanda elinjengenyoni, kumbe enye into enjengalokho. Nxa kwakungela kungcitshi ngemuva kwethu, ukwenza munye wethu elesimo, ukwenza isihlahla somokhi, isihlahla sompopla, isihlahla selala, lokwehlukanisa phakathi kwazo, lokho eziyikho. Ungasenzi sibe le abanye beloboya, abanye belensiba, labanye belezikhumba, okokuthi wena bona kuyibungcitshi ngemuva kwalokho, lokho okubusa lokho. Yebo, ubamba into zonke ezandleni zakhe. Futhi ngiyazi ukuthi angenza izinto zonke. Futhi siza kukhulekela, siza khuleka. Uqondile. Sile.
Yes, ma'am, it's all right. Go ahead. Amen.
Yebo mama, kulungile. Qhubekela phambili.
Amen.
Amen. Liyazi, ngizame ukucabanga Dade Snyder kwesinye isikhathi lapho ngimile lapha kulolo gcobo. Ngacabanga, ngatshela umfowethu Cox ngathi, angiyikuzama futhi okwaleyo mihlangano yokudalula phansi etabhanekelini. Oh, awukwazi ukuthi udevil ungiluma njani esidindini dadewethu, ukuthi ukwenza kanjani. Liyazi, engitshela mayelana ngokudalula lokho. Futhi lapha, kwenzakala ukuthola udadewabo kankosazana Wudu lapha. Angingakaze ngibone abantu bakibo, ixuku labo lasiliswa kuleso sikhathi. Umuntu wonke, ngani, uyazi, kwakuyiphesenti enkulu yalabo bantu abasiliswayo. Futhi emva into emangalisayo manje udadewabo, ngangidlelaye ukudla kwantambama ngobunye ubusuku, phose amaviki amabili, ngaphambi kwalokho, oh, uphansi ezintabeni zeKentucky. Futhi ngiyazi nje ukuthi wayelelizwi elinjengelikankosazana Wudu. Futhi kwakungakhanyi kakhulu ekamelweni, futhi angizange ngimnake kungenani. Ngakhuluma ikakhulu endodeni yakhe, walungisa ukudla kwantambama, futhi saphuma phansi. Futhi sahlala, futhi sadla, futhi saphenduka phakathi. Ngakhuluma lendoda yakhe, ngasukuma futhi ngaya phandle. Futhi uNkulunkulu ongumahluleli wami oqotho uyakwazi ngimile ngakuliphuluphithi. Angizange ninanzelele lowo mfazi. Futhi ke emva inkonzo yesiliso isiphelile, ngenza ubizo lwe-altare ukuthi izoni ziphenduke. Futhi wayelobuqholo kakhulu emelana lakho. Futhi waphenduka, futhi wanikela impilo yakhe kuKristu. Waphakamisa isandla sakhe ukuthi uzanikela impilo yakhe kuKristu. Futhi wayekhala ngemva ugcobo lonke soluphelile. Ngisenza ubizo ku-altare lokunjalo. Futhi ke ngenza ukuchibilika. Futhi nanku umbono. Futhi ngabona umfo wakhe owayengudade. Lo kwakungudade wabo labo ndawonye. Futhi ngacabanga ukuthi kwakungumkaChali, ngoba ngazi ngihlezi etafuleni ngolunye usuku phansi lapho endlini kaChali. Umkakhe omncinyane, into encinyane, inkosi yangitshengisa uhlupho lolo ayelalo. Futhi kusukela kulelo hola, inkosi yathinta umzimba wakhe, ehlezi lapho etafuleni yakhe manje. Tony, lapho esasikhona phansi le, sahamba ukuyazingela osinti, futhi inkosi yathinta umzimba wakhe, futhi wathatha linto, ayemele ayigqoke. Sonke okwempilo yakhe yonke isuke kuye. Ehlezi lapho nje, futhi umfazi omncinyane wayehlezi esidla kolunye uhlangothi lwetafula. Kodwa lamuhla weza ngalapho, futhi wangenisa isihlalo sakhe phakathi, futhi wadla eseceleni kwami. Akazange abekwazi lokho ayekwenza. Indoda yakhe ihlezi njengalokhu, futhi umfowethu Banks ehlezi lapho lathi sikhuluma. Futhi wahamba ngalapho, futhi wathatha isihlalo sakhe, futhi wasibeka lapha eceleni kwami. Futhi kwakungokwenjongo, inkosi yatshengisa umbono khona lapho. futhi ngabizela indoda yakhe phandle ngoba kwakulohlupho lwekhosikazi ngaqala ukumtshela mayelana ngalokho okwenzakalayo wathi mfowethu Branham yiyo kanye indlela okwenzakale ngayo khona kanye njengalokho futhi lapho wamtshela futhi inkosi yamsilisa kulungile futhi-ke emva inkonzo isiphelile ngobunye obusuku futhi lo omunye udade ngabona luchasi omncinyane lomfazi lowo bendawonye ngacabanga lowo kumele abe ngumkakhe kodwa umkakhe ulezi mhlotshana futhi lowo ngumfazi olekhanda elimnyama futhi ngenzakala ukunanzelela umbono waya ekhoneni lapha futhi wayehlezi lapho eselula amehlo akhe le nkosi yatshengisa umbono emva kokuba yena ubizo ku-altare emva umhlangano womkhuleko usuphelile ukusiliswa kwabagulayo lobizo ku-altare solwenziwe futhi unkulunkulu walindela waze waphenduka futhi wanikela impilo yakhe kuye futhi-ke wachibilika futhi wamsilisa futhi wayele inhlupho zakhe zazimvuvukisile okweminyaka futhi wehlile phansi kakhulu le nto yonke waze kwathi lenyawo zakhe zachwabhana lapho konke kusedlula kuye itshefu emzimbeni wakhe uzwa ngcono ukwedlula ake wakuzwa eminyakeni bona lokuthi kanjani inkosi ngomusa wayo umangalisayo wenza lokho ngicabanga yikho okumayelana ngendaba akunjalo dadewood futhi ukwenza njani emva uthini amaphawundi ayisikhombisa evikini oh ungunkulunkulu akasuye na manje ngizalitshela isizathu ngikhulume kumfowethu nevile ngacabanga mhlawumbe ube lo mbiko walobu busuku wathi hatshi wayengela futhi ngile mibuzo emilutshwana lapha eyayisele ngezwa ngibotshelwe okwesimilo ukufika phansi lapha futhi ngiphendule limibuzo khona-ke ngileminye emibili kumbe emithathu mhlawumbe angisoze ngiyithole lobu busuku ngifuna ukulitshengisa eminye esanda kungeniswa ivela kumchumayeli umfowethu nevile nje kumbe bila bayilethe nje kimi kuyini amatshe akumelayo kusambulo 21:19-20 chasisa izilo ezine zikasambulo 5 utsho u6 akusuye sambulo 5 ngu6 ngiyacabanga futhi ngobani abadala abangamachumi amabili lane kuyini lokho intambo ebomvu kagenesis 38 ekuchoyo zithunyelwa ngaphi izipho mayelana lokufa kwabafakazi ababili usambulo 11 baza kuba bengaphi abangcwele emva kokubusa kweminyaka eyinkulungwane futhi luhlobo bani lomzimba abaza kuba lawo siza kwahlulela njani ingilosi zinwele bani eziba ngezezingilosi zabasekorinte bokuqala khuluma ngeminye emihle leyo ngeminye emihle mhlawumbe angisoze ngifike kiyo lobu busuku kodwa nxa inkosi ithanda ngizazama ukufika kiyo isikhathi esilandelayo singena okwalokho ngile minye emihle phakathi lapha lobu busuku ngakho siza kukhuleka nje manje futhi sicele inkosi ukuthi isisize futhi siyangena khona phakathi kwayo okwelandelayo amachumi amathathu lanhlanu imizuzu engamachumi amane manje baba osezulwini obusisekileyo silokubonga kuwe ngakho konke lokho osenzele khona futhi kuyamangalisa kakhulu ukuthi kanjani umusa wakho ufinyelela kanjani phansi kithi ngiyacabanga manje ngobunye ubusuku futhi lowo mngane wami omncinyane egula kakhulu futhi wabuya enkundleni uqhuqho lwakhe lwaqalisa ukwephuka kusukela kulelo hola futhi soluphelile ngokupheleleyo manje ngiyakubonga futhi ngikhulekela nje ukuthi uza kuba lomunye lamunye lowo ocele isicelo lobu busuku futhi kasazi lakancinyane woze kubuye ekhaya lethu uqobo lokho okukutshoyo umkhuleko omncinyane nkulunkulu kuyini ubaqotho kanjani oba yikho kulelo hola lapho udokotela ezasuka ahambe futhi athi angikwazi angikaze ngibone ulutho lusenza njengakho futhi-ke inkosi ujesu iyangena enkundleni nkulunkulu uqotho kithi futhi siyajabula kakhulu ngakho siyakhuleka usixolele ngazo zonke indlela zethu zokuvilapha lendlela zethu zobuwula futhi usikhumbule njenkosi ukuthi singabantu benyama emhlabeni omnyama umhlaba wobumnyama lesono lengqube futhi sikhangele ngeveyili njengoba kwakunjalo ebusweni bethu futhi siyabona kuphela futhi sikwazi njengoba sisenza njengabantu lapha kodwa ngolinye usuku lapho leyo veyili iphakanyiswa siza kubona ubuso ngobuso njengoba sisaziwa lusuku esilulangazelelayo siyakhuleka baba manje ukuthi uzasisiza lapho sizama ukunikeza ebantwini ilizwi likankulunkulu njengokwezicelo zabo susa yonke imikhuhlane kithi siyakudinga nkosi futhi siyakhuleka ukuthi uzakupha makuthi isihawu sakho sinikezwe kithi ngoba sikucele ebizweni likajesu ameni. Manje ekuphenduleni imibuzo, angisuye omkhulu elizweni, liyazi, kodwa ngizaphendula ngolwazi lwami olukhulu. Nanku omunye engaqala ngawo ngobunye ubusuku, futhi kwase kumele ngime. Ngomoya munye sonke sibhaphathiziwe emzimbeni kaKristu, lonke liyakhumbula ukuthi lowo kwakungumbuzo engangikiwo. Manje lokho kutholakala yebo kwabaseKorinte bokuqala 12. Ngesikhathi esisamukela ukuzalwa okutsha, lokhu kuthatha indawo. Kuyilokhu, ngabe lokhu kulubhaphathizo lukamoya ongcwele, kumbe kukhona ubhaphathizo olulandelayo, kumbe kungabe kuyikugcwalisa. Manje kungumbuzo sibili, futhi singaqeda isikhathi sethu sonke khona kuwona lowo, futhi lobu busuku lakusasa ebusuku lokunjalo. Kungathatha njalo kubophe iBhayibhili lonke ndawonye. Wonke umbhalo kufanele ubophane ndawonye lomunye umbhalo eBhayibhilini. Kodwa nje sizama ukwenza nje ngamafitshane ngokusobala. Engingakwenza, hathi lapho ukholwa enkosini uJesu Kristu, khona-ke uba lokuzalwa okutsha. Lapho ukholwa enkosini, wemukela umcabango omutsha, impilo entsha, kodwa akusilo bhaphathizo lukamoya ongcwele. Bona, ulokuzalwa okutsha, lapho ukholwa, kulempilo elaphakade. Kuyisipho sikaNkulunkulu esiphiwa kuwe kudlulisela ngomusa wokuzithandela ngokwamukela isipho uNkulunkulu akunika sona. Lo ozwa amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade. Kulempilo engapheliyo, yikho ukuzalwa okutsha, usuphendukile, kutsho ukuthi uthibilikisiwe. Kodwa ubhaphathizo lukamoya ongcwele lukubeka emzimbeni kaKristu ngaphansi kwezipho zenkonzo. Akukwenzi ube ngumKristu owengeziweyo, kukubeka emzimbeni wezipho. Bona, manje ngomoya munye, abaseKorinte bokuqala 12, sonke sibhaphathizelwe emzimbeni munye. Manje kutsho uPawuli, kulezipho ezehlukeneyo, futhi kulumzimba izipho zikamoya eziyisificamunwe munye. Futhi kulumzimba kufanele ubhaphathizelwe emzimbeni ukuba lesinye salezi zipho. Ziza lomzimba. Kodwa manje, ngokuba lempilo elaphakade, lokuba ngumKristu, ungumKristu ngesikhathi ukholwa, manje lokho akusikho kuzenzisa, lokho yikukholwa ngeqiniso enkosini uJesu, futhi umamukele njengomsindisi oqondene lawe, uzelwe kutsha khona lapho, futhi ulempilo elaphakade, uNkulunkulu ungena kuwe. Manje khangela, impilo elaphakade, uJesu wathi, lo ozwayo amazwi ami, futhi akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo elaphakade. Futhi akasoze abuye ekwahlulelweni, kodwa usedlule ekufeni, waya ekuphileni. Uyisidalwa esitsha khona lapho. Khona-ke, uPawuli wayehlangane labanye balabo bantu phezulu kumsebenzi 19. Babelomtshumayeli phezulu lapho, owayeyisazi somthetho esaphendukayo, obizwa ngu-Apolosi. Futhi u-Apolosi wayeyindoda elamandla emibhalweni, futhi wayefakaza ngemibhalo ukuthi uJesu wayenguKristu. Bona, manje khangela, u-Apolosi ngelizwi, wayefakaza ngelizwi, ukholo luza ngokuzwa, ukuzwa ilizwi, lo ozwayo ilizwi lami futhi akholwe kuye ongithumileyo, kulempilo engapheliyo, ngiyakuthola. U-Apolosi ngelizwi wayefakaza ukuthi laba babengamaKristu, babengabalandeli, abafundi, futhi u-Apolosi wayefakaza ngelizwi ukuthi uJesu wayenguKristu, futhi babelentokozo enkulu, futhi bemukela ilizwi, kukanti besazi kuphela ubhaphathizo lukaJohane. Futhi lapho uPawuli esedabule ilizwe elingasenhla kwe-Efesu, uyathola abafundi laba, futhi wathi, lamamukela umoya ongcwele selokhu lakholwayo. Bona, manje lapho ukholwa uJesu wathi ulempilo elaphakade, lokho yikuzalwa okutsha, lokho yikuphenduka kwakho, uguquka. Kodwa ubhaphathizo lukamoya ongcwele kungamandla kaNkulunkulu obhaphathizwa kuwo, futhi singaphansi kwalezi zipho zikamoya eziyisificamunwemunye zisebenza ngawe, ezinjengokutshumayela, abavangeli, abapostoli, abelusi, abaprofethi, futhi zonke izipho zomzimba zingena kulokhu. Lapho ubhaphathizwa kulumzimba, futhi lokho akukwenzi umKristu owengeziweyo, kuyakubeka nje endaweni yokuba ngumoya osebenzayo ebandleni likaNkulunkulu ophilayo. Manje liya kuthola, bona. Manje umbuzo ikuthi, asiphenduleni nje munye ngamunye kule mibuzo emithathu. Ngomoya munye, sonke sibhaphathizelwe emzimbeni kaKristu. Lokho kuqondile, abaseKorinte bokuqala 12, kuzanika impendulo kulokho, kulungile. Ngaleso sikhathi sisamukela ukuzalwa okutsha, lokhu kuthatha indawo. Abe lokho kunini, yikho lokho abafuna ukuba kwazi, yebo, ngomoya munye, hachi. Ngomoya munye sonke, sibhaphathizelwe emzimbeni munye, bona. Lokho akusikho lapho ukuzalwa okutsha okuqala khona. Ukuzalwa okutsha kuqala lapho ukholwa enkosini uJesu. Manje bona, gakulanto eyodwa, manje lalela. Kuyini ongakwenza ngaphandle ukholwe? Kuyini okunye ongakwenza? Kuyini ongakwenza ngakho ukwedlula ukukholwa nje? Itshele into eyodwa ongayenza. Gakula ngitsho into eyodwa ongayenza ngaphandle kokukholwa. Manje, nga ulitholisiza ngaphandle kokukholwa kwakho, akusikho ukwenza kwakho, kuyikwenza kukaNkulunkulu. Ngakho ke, manje nga singatsho ukuthi lapho izikhathi ezinenye ngibone izikhathi ezinenye abantu besamukela ubufakazi bokuqala bokukhuluma ngendimi njengomoya ongcwele, futhi kwezinye izikhathi ukunyikinya abantu kumbe ubatshaye futhi ubambambathe usithi kukhulume. Liyazi, lephinda ilizwi njalo, kukhulume. Bona, kuyinto oyenzayo ngokwakho. Futhi, akukwenzi, akusilutho. Ungathola ukuthi deka kwendimi, ungathola izinto ezinenye lemizwa, kodwa nxa enye into, iphuma ngaphandle kokukholwa okuqondene lawe, kufanele kube isipho sikamoya kaNkulunkulu, esinikezwe kuwe, bona. Futhi ngomoya munye, sonke sibhaphathizelwe emzimbeni munye, lokho kuqondile, bona. Ubhaphathizo lukamoya ongcwele yisenzo esahlukileyo ekuzalweni okutsha. Okunye yikuzalwa, okunye lubhaphathizo, okunye kukulethela impilo elaphakade, okunye kukunika amandla, kunika amandla empilweni elaphakade. Bona, ukusebenza, manje likutholile, kuhle, kulungile. Manje nanku omunye, buza owesibili, emihle engabalayo ngalobo busuku. Wawungaphi umoya kaJesu insuku ezintathu umzimba wakhe usethuneni? Wawungaphi umoya wakhe? Manje umoya wakhe, nxa ungalandela imibhalo, awu, singaletha indawo ezinenye, kodwa angazi, ngubani ole Bhayibhili? Mfowethu Stricker, ole Bhayibhili na, kulungile, mfowethu Neville, ulalo elilodwa. Ngitholele amahubo, 1610, futhi ngubani omunye, Dade Wood, ule Bhayibhili lapho, awu, mfowethu Stricker, kulungile, loba ngubani, ungitholele imisebenzi 227, imisebenzi 227. Futhi manje, indawo yokuqala, lapho uJesu esifa, lapho usifa, umzimba wakho uyafa, ibala ukufa, litho ukwehlukana, ukwehlukaniswa nje labathandekayo bakho. Kodwa lapha wakhuluma lokhu kuJohane ongcwele isahluko 11, lo ozwayo, hathi, ngiyaxolisa, lokho kuJohane ongcwele 5:24, lo ozwayo, amazwi ami, ulempilo elaphakade. UJesu wathi kuMarita oweza ukuzomhlangabeza, wathi, aluba wena obulapha, umfowethu wayengabe engafanga, kodwa loba manje, loba yini, oyicela uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunikeza. Wathi ngikuvuka lokuphila, bona, lo okholwa kimi, loba uwefile, kanti uzaphila, futhi loba ngubani ophilayo, njalo akholwe kimi, akasoze afe.
Now, there's a part of us.
Manje kule ngxenye yethu engafiyo, futhi njengoba ngisanda kungena emzileni wemibhalo, yonke into elesiqalo, ilesiphetho. Izinto ezingela siqalo, lezo ezingela siphetho. Ngakho ke, lapho sisamukela uKristu, uNkulunkulu, siba ngamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu. Futhi impilo yethu ayila siphetho njengempilo kaNkulunkulu ingela siphetho, silephakade. Manje ibala nini sedlule kulo, ibala nini liyibanga lesikhathi, nini la, isihlanganiso, nini. Futhi sithole ukuthi lapha, ukuthi kule siphetho, njengakho konke ukuhlupheka. Futhi konke ukugula losizi lonke lokujeziswa konke, lesihogo ngokwaso sile siphetho. Kodwa impilo elaphakade ayila siphetho, ngoba yayingela siqalo, ayingeke ife, ngoba kayizange izalwe.
It had no beginning of days, it has no ending of time.
Yayingela sicalo sezinsuku, ayilasiphetho sesikhathi. Manje indlela kuphela esingaphila ngayo laphakade, ungokwamukela into elaphakade. Futhi uNkulunkulu wayenjalo, kungakabi lolutho, kwakunguNkulunkulu, uNkulunkulu kakaze abe lesiqalo kumbe isiphetho. Futhi uNkulunkulu wayengumoya, lowo omkhulu, simfanekisile njengemibala eyisikhombisa yomchilo wamakhosikazi, lowo omboza umchilo ngempela ungamboza umhlaba, nxa ungazange utshaye umhlaba. Kungamanzi nje endingilizini yokugungubala komhlaba, lokho okukwenzayo. Kodwa manje njengoba uNkulunkulu engulaphakade, futhi wayephelele, uthando olupheleleyo, ukuthula okupheleleyo, intokozo epheleleyo, ukusuthiseka okupheleleyo. Yonke leyo mimoya eyisikhombisa, njengoba singena kusambulo, yaphuma, yenza uNkulunkulu. Kwakuyikuphelela, yonke enye into ngaphandle kwalokho, bekungenye into ephambukisiweyo kulokho. Manje indlela kuphela esingabuya ngayo ekupheleliseni, ikuphenduka lalokho. Ukuphelela okunguNkulunkulu bonake sibuya ekupheleliseni bonake silempilo elaphakade kungela siphetho kumbe kungela lutho kuyimpilo elaphakade nje kuze kube nini nini. Manje ukhuluma ngomphefumulo umoya ngoba siyathwalela imizimba yethu emangcwabeni yabangcwele bethu okwalumzimba. Futhi umzimba ekuqaleni lapho uNkulunkulu ilogosi eyaphuma kuNkulunkulu. Kumbe njengoba nidlule kukho amakatolika akubiza ngokuthi ubudodana obulaphakade bukaNkulunkulu okuyikuthi njengoba ngikhulumile ngaphambili ilizwi aliqedakali. Bona akungeke kube le ndodana elaphakade ngoba indodana kwakufanele ibe lesiqalo futhi ke uJesu wayelesiqalo uNkulunkulu wayengela siqalo bona kodwa indodana hatshi ubudodana obulaphakade. Kodwa indodana eyayilobaba ekuqaleni yaye iyilogosi eyaphuma kuNkulunkulu. Futhi kwakuyitiyofani kaNkulunkulu leyo eyaphumayo, isimo somuntu esasingelamehlo njengokuba libona ilihlo elingcono. Yayingela ndlebe njengoba lisizwa kodwa ukuzwa okwedlulisileyo. Bona kwakuyitiyofani ukuthi wonke umchilo wamakhosikazi wehla wangena phakathi kwetiyofani. UMose wayibona lapho isedlula edwaleni njengalokho wabona umhlane wathi yayikhangeleka njengomuntu. U-Abrahama wambona lapho engena phakathi enyameni yomuntu futhi wadla ithole wanatha uchago wadla ulaza. U-Abrahama wambona lapho engena nje futhi wanyamalala khona kiyo. Safumana ukuthi imizimba yethu yenziwe ngezakhamzimba ezilitshumi lesithupha zomhlaba zeza nje ndawonye futhi uNkulunkulu wazifaka ndawonye futhi wafaka ingilosi ezimbili kulimzimba ingilosi ezema futhi zakhuluma futhi ingilosi zazingabantu ngesinye futhi kuleso sikhathi. Manje nanzelela siyafumana ukuthi wayengubani uMelkizedeki kodwa uNkulunkulu ngokwakhe kwakungeke kube ngomunye umuntu ngoba wayeyinkosi yaseSalema okuyiJerusalema. Wayengela baba kumbe umama wayengeke abe nguJesu ngoba wayelo baba lomama wayengela siqalo sezinsuku kumbe isiphetho sempilo kulo yedwa kuphela olalokho lo nguNkulunkulu. KwakunguNkulunkulu ehlezi lapha kuTiyofani bona nanzelela inkosi yaseSalema. Manje uNkulunkulu uphile esikhathini ebantwini bakhe. KwakunguNkulunkulu owayekuDavida owamenza wahlala phezu kwentaba futhi njengenkosi eyaliweyo futhi wakhala lo moya ofanayo wabonakaliswa kuJesu indodana kaDavida owalahlwayo eJerusalema futhi wakhala. UJosefa wathengiswa ngezinhlamvu ezingamatshumi amathathu zesiliva wazondwa ngumfo wakhe ethandwa nguyise ezi esandleni sokudla sikaFaro futhi akula muntu owayengabuya ngaphandle lapho engabuya ngoJosefa futhi uphondo lwakhala futhi idolo lonke laguqa phansi kuJosefa. Umfanekiso opheleleyo kaKristu lo kwakungumoya kaKristu owawuphila ngakulawo madoda bona. Manje lapha uJesu esifa kwakunguNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni. UNkulunkulu waba ngumuntu emilayweni yokuhlengwa indlela kuphela umuntu ayengahlenga ilifa elilahlekileyo lika-Israyeli. Wayemele abe yisihlobo esiseduze ibhuku likaRuthe liyakuchasisa kuhle futhi kwakumele abe yisihlobo. Ngakho uNkulunkulu wayemele abe yisihlobo emuntwini ukuze umuntu angaba yisihlobo kuNkulunkulu. Bona ulomoya kuye umuntu uyakwenza lapho ezalwa Ngoba ngumoya wemvelo, ngumoya womhlaba, ngumoya oka uNkulunkulu walumhlaba. Uyinzalo nje kaAdamu.
A tree reproduces itself. Vegetation reproduces itself.
Isihlahla siyazizala ngokwazo, izilimo ziyazizala, inyamazana ziyazizala ngokwazo, abantu bayazizala ngokwabo, bavela endalweni yasekuqaleni, yakuthola.
Manje
lapho umuntu ezelwe, usezelwe elomoya phakathi kwakhe walumhlaba. Yiso isizathu kumele azalwe kutsha, ngoba lumoya wabuya uvela ekuzalweni ngubaba lomama, okwakuyikuzalwa ngokwasemacansini. Futhi impela wayengeke aphile kuze kube nininini, ngakho kumele azalwe kutsha. Futhi engakakwenzi lokho, uNkulunkulu kwakufanele ehle phansi futhi amenzele indlela yokuzalwa kutsha, ngoba wayengela enye indlela yokuzihlenga, wayengela themba, kazange engela themba, engela uNkulunkulu, engela Kristu emhlabeni, elahlekile futhi engasekho. Yena akulanto ayengayenza ukuzisindisa. Yena konke kungela ndaba loba wayengumpristi omkhulu, loba wayengubhishopi, loba wayengupapa, loba yini ayeyikho, ulecala njengomuntu olandelayo. Ngakho kwakumele kuthathe lowo owayengelacala ukukwenza, futhi lowo kuphela owayengelacala kwakunguNkulunkulu ngokwakhe. Futhi uNkulunkulu kwakumele ehle phansi futhi abe ngumuntu, futhi wabuya esimweni sikaKristu ukugxilisa udonsi lokufa, ukukhupha udonsi lokufa, ukusihlenga ukuthi thina hathi ngemisebenzi yethu kumbe ngokulunga kwethu kasilakho, kodwa ngomusa wakhe ukusindiswa. Khona-ke siyemukela okwempilo yakhe kulumzimba ofayo, futhi manje singamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu, futhi silempilo elaphakade phakathi kwethu, singamadodana lamadodakazi kaNkulunkulu. Ngakho-ke uJesu ephila, futhi akula muntu kungela ndaba ukuthi mubi okunganani kumbe muhle okunganani. Lapho kumele lapho ethiyala umhlaba akafanga ukwenye indawo, kodwa ulempilo ezabhubha ngemva kokuba esejezisiwe esihogweni ngenxa yezenzo zakhe. Yena kukanti leyo mpilo kumele iphele kulo hlobo olulodwa kuphela lwempilo elaphakade. Manje sesidlulile kulokho. Nxa umuntu engaba yisoni futhi ajeziswe okwanininini, angeke ajeziswe okwanininini ngaphandle elempilo elaphakade. Nxa elempilo elaphakade usindisiwe. Bona, ngakho kuluhlobo olulodwa lwempilo elaphakade, futhi yizoyi impilo kaNkulunkulu, futhi angeke abhubhe. Kodwa ababi basendaweni yokulindela ekuhlukuluzweni, ngoba ukwahlulelwa kwabo ukuya kwahlulelwa ngokwemisebenzi eyenziweyo emzimbeni ngosuku lokucina. Manje kodwa thina, ezinye izono zabantu zihamba phambi kwabo, abanye zilandela ngemva kwabo. Manje nxa sivuma izono zethu, ulungile ukusithethelela. Ngakho-ke asisoke sime ekwahlulelweni kukaNkulunkulu. Yakuthola? Khangela, abaseRoma 8:1 kakusela kulahlwa kubo abakuKristu Jesu. Labo abakuKristu, labo abedlule ekufeni bangena ekuphileni, bona asila kulahlwa. Futhi zasi kuKristu Jesu, labo abangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya, bona lo ozwa amazwi ami akholwe kuye ongithumileyo ulempilo elaphakade. Futhi uba ngamukelwa kuKristu, futhi uKristu wathatha ukwahlulelwa kwami, futhi ngamukela inhlawulo yakhe yezono zami, uNkulunkulu angangahlulela kanjani? Sewaqeda ukungahlulela lapho esahlulela uKristu. Khona-ke sengikhululekile ekwahlulelweni. Khona-ke lapho ngibona igazi, ngiza kwedlula kini, bona. Kodwa manje lo omubi akekho njalo, uya endaweni yokuhlukuluzwa. Futhi siyakwazi ukuthi lokho liqiniso, omubi uyaphila. Usendaweni yokuhlukuluzwa, usendaweni lapho angakwazi khona. Yiyo indlela laba abamadlozi lezanuse babiza imimoya yabantu eseyahambayo, olunye uhlobo lokudlala lensomo ezingcolileyo lezinto abazikhulumayo. Ngala ke labona loba kuphi kwakho kulungile ngani abakwenzi. Khangela lunkosazana Pepper, ngaphambi kokuba indatshana yami isihambile esimanga sikaDonnie Morton, bangaki ababalaleyo ndatshana? Yebo, ineni lenu layibala sibili futhi ikwi-Reader's Digest. Like lananzelela ngaphambi kwalokho nje kusiya kunkosazana Pepper owezamadlozi umhlaba ongakaze ube kwazi, amapheji alitshumi lambili anikezwa endabeni yakhe, futhi okweminyaka engamatshumi amahlanu babelayo yonke indawo emhlabeni, futhi befakaza ngokwesayensi layo yonke into ukuthi impela uyakhuluma labafileyo, futhi abantu bayabuya. Ini? Ibizo likaNkulunkulu alikhulunywa ngalasikhathi sinye. Akula kuphenduka, akula kusiliswa kwaphezulu, akula lutho mayelana ngakho, bona. into kuphela eyayikhona kwakungabantu labo abaqanjiweyo. John ngawungazi na ngimuchochi wayesendaweni ethile futhi ngenza okunje lokunje futhi lokunje lokunje. Uyakhumbula leyo ndawo ezahamba kiyo futhi senza lokhu? Bona yikho kuphela abakwaziyo, ngabasekho bedlule kusukela abasilutho oluseleyo. Kodwa ukwahlulelwa lapho isihlahla esilengele khona yikho lapho esiwela khona, futhi isimofa yiso isizathu ngisehlukana lokukhulekela abafileyo. Bona ukunxusela kwemikhuleko kumbe ubudlelwano babangcwele lokunjalo akungeke kube njalo ngokwelizwi likaNkulunkulu. Akuncedi lutho ukukhulekela loba ngubani emva esedlule, sebephelile bedlule umzila phakathi kwesihawu lokwahlulelwa. Bangabe behambe esihawini kumbe basuka esihawini. UJesu watsho njalo esahlukweni 16 sikaMatewu ongcwele wakufundisa isahluko 16 sikaMarko. Ngiyakholwa kuyikho indoda enothileyo loLazaro, akula muntu ongacapha lolugebe futhi kawusoze ucaphele phetsheya. Nanko-ke bona ngakho kuyaqeda indaba. Manje kodwa lapho uKristu esifa yonke into yayifanele ifakaze ukuthi wayenguKristu. Manje ngasiyeni embuzweni wakho. Into yokuqala, izinkanyezi zayala ukukhanya, ilanga latshona, inyanga kayiphanga ukukhanya kwayo, umhlaba waqhekeza amadwala awo. Ekufeni kwakhe futhi wahamba wayatshumayela emiphefumulweni eyayisentolongweni engazange iphenduke ekubekezeleni kwensuku zikaNowa. Yena kwakufanele baqaphele, khangela kulokho, futhi nxa kungenzeka ukuba lesoni lapha lobu busuku, kucabange lokho okomzuzu. Ngolunye usuku leli vangeli olizwayo lithunyayelwa khona manje uzafakaza ngalo. Kwenye indawo uzaguqa ngedolo lakho kungenani lokuthi ungubani. Kungaba yiminyaka ezinkulungwane ezilithumi kusukela lamuhla, kungekela ukuba njalo kuze kube ekuseni oba kuza kuba nini. Uza kukhothama kwenye indawo futhi uza kuzwa leli vangeli elifanayo lithunyayelwa likuphendukela, ngoba emva kwaleyo miphefumulo esentolongweni engazange iphenduke lapho iNoki lalapho bonke bechumayela futhi uNowa futhi ngokubekezela kukaNkulunkulu. Njengoba kunjalo manje kulindele leso sikhathi ukuthi sibuye, futhi uNowa lo-Inoki futhi labo bonke bachumayela futhi labo bantu bahleka futhi benza inhlekisa ngabo futhi babesendlini yentolongo. Futhi uJesu wahamba wachumayela emiphefumulweni eyayisentolongweni, wafakaza amazulu afakaza ukuthi wayenguye, umhlaba wafakaza ukuthi wayenguye, isihogo safakaza ukuthi wayenguye. IBhayibheli lathi ukuthi uDavida iminyaka eminingi edluleyo kumahubo kulungile mfowethu vala amahubo nxa uthanda lapho amahubo 16:10, ngoba kawuyikuthiya umphefumulo wami ezihogweni njalo kawuyikuvumela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. Vala into efanayo mfowethu lapho uPetro achumayela khona kumisebenzi isahluko 2:27, ngoba kawuyikuthiya umphefumulo wami ezihogweni njalo kawuyikuyekela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. Vala indima ezimbili phezu kwazo mfowethu ukuze uthole indikimba yakho, ngoba uDavida uthi ngaye, ngabona ngaphambili inkosi njalo njalo phambi kobuso bami ngoba ingasokunene sami ukuze nginganyikinyeki. Ngakho-ke inhliziyo yami yajabula, lolimi lwami lwathokoza, ngitsho lenyama yami izahlala ethembeni, ngoba kawuyikuthiya umphefumulo wami esihogweni njalo kawuyikuyekela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. Vala indima elandelayo manje. Ungazise indlela zempilo, uzangenza ngigcwale ngenjabulo lobuso bakho. Yebo, nanzelela. Manje mngane wami weJehova Witness, ngizathanda ukukubuza ngalokho. Bona, nxa isihogo siyindawo, ihaidesi, ishiyoli, loba yini elifisa ukukubiza khona. Nxa lokho kuphela engcwabeni khona-ke, kungani wathi angiyikuthiya umphefumulo wami esihogweni njalo angisoze ngivumele ongcwele wakho ukuthi abone ukubola? Uthini ngalokho? Bona, nanku umzimba wakhe ulapha engcwabeni futhi umphefumulo wakhe wawusesihogweni uchumayela uphila. Uthini ngalokho? Waye kutiyofani yakhe njalo umphefumulo wakhe wawuphansi lapho lalabo bantu ababekutiyofani futhi efakaza kibo ukuthi kabazange baphenduke ekubekezeleni. Yena ngamanye amazwi wayeqoqode emnyango futhi lapho umnyango uvuleka futhi yonke leyo miphefumulo eyaphendukayo wathi, nginzalo yomfazi, nginguye lowo iNoki lapha ale eparadise enye indawo. Ungalahlekelwa zindawo lezo ezintathu manje, indawo yababi, indawo yabalungileyo lesihogo ngokwaso. Bona, njengobuthathu basezulwini Jengo baba indodana lomoya ongcwele. Jengo buthathu besilo umprofeti wamanga. Isilo lolo Paulo esilo. Lakho konke lokho. Kumbula. Konke kusebuthathwini. Ubuthathu benza okukodwa. Kupheleliswe. Oyedwa upheleliswe. Upheleliswe oyedwa kokuthathu. Umzimba umphefumulo lomoya. Amanzi igazi lemizwa. Bona loba yini owawuyikho. Kufanele uthathe okuthathu ukwenza opheleliswayo. Thatha isiqa esilamakhono amathathu. Futhi ufake ilanga kiso. Umcilo wamakhosikazi opheleliswayo. Bona yonke into kumele ube lokuthathu ukwenza opheleleyo. Futhi manje khumbula lokho lapho esifa wahamba kuqala futhi wathumayela imiphefumulweni eyayingekho entolongweni eyayisentolongweni njalo wafakaza ukuthi wayeyinzalo yomfazi. Wayenguye lowo Enoki ambona esiza labangcwele abazinkulungwane ezilitshumi zabangcwele bakhe. Wayemele afakaze imibhalo eyayitshunyayelwe nguNowa lango-Enoki futhi ngolungileyo ukuthi wayenguye lowo. Yonke into kwakufanele ikunanzelele. Khona ke wehlela etihogweni futhi wamukela izisuthulelo zokufa lesihogo kudeveli. Waphenduka eparadise futhi waletha u-Abrahama, u-Isaka noJakobe labalungileyo futhi wavusa Mateyu 27 futhi baphuma engcwabeni futhi bangena edolobheni. Futhi wabonakala ebantwini esitaladeni. Haleluya! Nankoke. Manje kodwa umzimba wakhe, lapho umphefumulo wakhe, wawungapha, ufakazela abalahlekileyo, phansi lapha ethatha izihluthulelo kudeveli, futhi ephenduka futhi eletha u-Abrahama lo-Isaka, umphefumulo wakhe, wawulele phakathi umphefumulo wakhe wawuphansi lapho ukwenza. Futhi umzimba wakhe wawulele engcwabeni. Yiso isizathu uJesu wathi, abantu bathi, awu, kungani uJesu esithi, insuku ezintathu ngizalivusa, insuku ezintathu ngizavuka. Wafa ngolwesihlanu emini, wavuka ngesonto ekuseni. Kodwa khangela, kwakuphakathi kwensuku ezintathu. Nga ungathatha isichazamazwi ngoba wayekwazi ukuthi uDavida ngaphansi kogcobo, ugcobo likamoya ongcwele, wathi, kangiyikuvumela ongcwele wami ukuthi abone ukubola. Wayekwazi ukuthi kumayelana ngaye. Wakwazi ukuthi lokho kwakusitsho yena. Wayengongcwele kaNkulunkulu futhi wayekwazi ukuthi ukubola kungena phakathi kwamahola ngamathuma isikhombisa lambili. Kwenye indawo phakathi kwazo insuku ezintathu wayephuma phakathi lapho njalo ngoba imibhalo ayingeke yephulwe. Futhi isithembiso sonke phakathi lapho simayelana ngami futhi simayelana ngawe ngesethu. Wathi bhubhisani lumzimba futhi ngizawuvusa ngensuku ezintathu. Ngoba wathi, kangiyikuthiya umphefumulo wami esihogweni, njalo kangiyikuvumela ongcwele wami ukuthi abone ukubola. Wayekwazi ngensuku ezintathu lo mzimba wawuphuma lapho, akazange ahlale amalanga amathathu agcweleyo. Hathi mnumzana, ngeqiniso akazange, wahlala kusukela ngolwesithathu emini kwaze kwaba ngesonto ekuseni. Akula isicucucu esisodwa somzimba lo esasingabola. Futhi wayefile, futhi elungiswe ngemithi, futhi wayelele, umbe egoqelwe ngelembu. Futhi walaliswa ethuneni, ulelo, elitshisayo, ilizwe elilichaphozi, uthatha nje amahola amalutshwane futhi aqale ukubona. Ungaqala esifa, liyazi, umzimba wakhe, amakhala akhe ewela phakathi, lezinto, ukubola kuyangena, lelo elitshisayo, ilizwe elilunama, futhi wawuzabe waqala ukubola, ngoba wawungumzimba. Kodwa wakwazi, leso sicucucu, singakaboli, ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ngoDavida umprofeti, kangiyikuvumela mela ongcwele wami ukuthi abone ukubona ukuthi wathatha kanjani ilizwi likaNkulunkulu futhi waphila ngalo. Manje zonke ngazinye zazo izithembiso phakathi lapho zazihambelana laye. UNkulunkulu wagcwalisa zonke zazo futhi sonke isithembiso esimayelana lekholwa. UNkulunkulu uzagcwalisa sonke isithembiso sakho. Amen. Phumula nje uqinisekile ukuthi kuliqiniso. Amen. Ngakho umphefumulo wakhe ucabanga ukuthi hathi ngiyaxolisa. Wawungaphi umoya kaJesu kulezo nsuku ezintathu umzimba wakhe usethuneni? Umoya wakhe wawusesihogweni, phansi endaweni zaphansi, futhi wavuka. Futhi ngingananzelela isitsho esincinyane esincinyane lapha, esingakusiza kakhulu. Lapho evuka eyakhe, lapho evuka kwabafileyo, wayengakaqedi impela ngomsebenzi wokuhlenga okwaleso sikhathi. Kunjalo. Kwakumele ahlanze into yonke. Inhlawulo yayisibhadelwe. Kodwa lokho okwesabisa okukhulu kwesihogo, lokho okwesabisa okukhulu kwengcwaba, futhi lapho esifa, waqhubeka esiya, kazange ame ukusebenza lapho esifa. waqhubeka ejumayela ngikholele ukwenza kwami okungela kuziphatha ngiyathemba kodwa akazange ame awusoze ufe umzimba wakho ungaphumula kwesikhatshana kodwa unkulunkulu uzawuvusa wathembisa uzakwenza kodwa ungeke ubhubhe njalo njengonkulunkulu engeke abhubhe kunjalo khangela eyakhe ngemuva esefile kukuphi efile kubafundi wayelele lokho ayeyikho bamlalisa njengoba watsho ngolazaro ngiza kuya kumvusa unkulunkulu wenza okokumvusa khangela wahamba khona phansi waqhubeka kutshumayela futhi wathumayela emiphefumulweni lapha entolongweni wahamba khona ezihogweni wathatha izihluthulelo kudeveli waphenduka esenyuka futhi wathumayela njalo eparadise futhi wavuka njalo ngosuku lwesithathu wavakatsha kanye labapostoli bakhe okwensuku ezingamathumi amane futhi ekucineni kosuku lwamathumi amane wenyukela phezulu ngoba yonke into phezu kwethu ukukholwa okungekho lezinto zonke uyaquma konke ukukholwa okungekho ukuthanda kuza konke futhi wenza umzila womkhuleko kusukela emhlabeni kusiya enkazimulweni ekwenyukeni kwakhe wenyuka futhi wahlala phansi esandleni sokunene sobukhulu bakhe umnqobi omkhulu impela ukufa kakwenelisanga ukumbamba isihogo kasenelisanga ukumbamba umhlaba kawenelisanga ukumbamba lapho elapha emhlabeni waphiwa wahamba edolobheni eliphansi kulawo wonke lasebantwini abaphansi kulabo bonke futhi waphiwa ibizo eliphansi kulawo wonke yikho lokho umuntu ayekwenzile kuye waya ejerikho idolobho eliphansi kulawo wonke indoda encinyane kakhulu yagada phezu kwesihlahla ukumkhangela ephansi yikho lapho abantu abambeka khona wayengumagezisa abanye inyawo umsebenzi phansi ongawuphiwa waba phansi okwedlulisileyo futhi wabizwa ibizo eliphansi kulawo wonke ayengaphiwa Belizebhabhu inkosana yabodeveli umuntu wamnika ibizo eliphansi kulawo wonke indawo ephansi kulazo zonke futhi wamthumela endaweni eziphansi kulazo zonke zesihogo esiphansi sibili unkulunkulu wamvusa futhi wamthumela emazulwini aphezu konke lebizo eliphezu kwamabizo wonke haleluya ngani kufanele akhangele phansi ukubona izulu isihlalo sakho siphakanyiselwe phezulu kwamazulu ezulu futhi ilizwe elikhulukazi elake lanikezwa ezulwini lasemhlabeni kufanele libe libotshelwe ngakuye yikho lokho unkulunkulu akwenzayo kuye umuntu wamfaka kokungaphansi konke futhi unkulunkulu wamenza waba ngophezu konke nango elapho kusukela kokungaphansi konke kusiya kokuphezu konke waba ngophansi konke ukuze asilethe kokuphezu konke waba yithi ukuze thina ngomusa wakhe sibe nguye amadodana kankulunkulu yikho lapho aya khona amen busisa ibizo lakhe wenza indlela esingabuya ngayo futhi ngolunye usuku ngoba ngiyaphila lawe uzaphila oh akumangalisi lapho umuntu ebamba lo umbono akukaze kube lo muntu ongakuchasisa bazamile ukukuchasisa belahlekelwa ingqondo zabo lingoma enkulu oh uthando lukaNkulunkulu lujule okunganani futhi lumsulwa ngalula mkhawulo njalo luqinile leyo ndima yokucina kumbe ngiyakholwa indima yokuqala kuyiyo ngathi nange-inki singagcwalisa ulwandle futhi lezi bhakabhaka zenziwe ngesikhumba sokubhalela ngiyakwazi lapho lokho okwatholwa khona kubhalwe kwabahlanyayo emdulwini wendawo yabahlanyayo akula muntu ongaluchasisa lolo thando lukaNkulunkulu oh alungeke lwakhulunywa lokho azenzela khona ninabo wawungabeka kanjani ukufanela okungodwa phandle lapho ngumusa wakhe kusukela ekuqaleni kusiya ekupheleni ngangilahlekile ngiphelile futhi ngingelasizo ngingela okuhle kungela lutho mayelana ngakho futhi yena ngomusa wakhe wabuya futhi wasisindisa oh minabo leyo ngeyakhe leyo yinkosi yami lolo luthando lwakhe lokho yikulunga kwakhe manje sile mizuzu engaba yisikhombisa le mibuzo engaba lithumi lanhlanu futhi ucabanga ukuthi kuhle emfazini ukwenza umsebenzi oqondane laye ngaphandle kwebandla yebo lowo njengumbuzo nje hathi umbuzo wombhalo kodwa ngeqiniso ngiyakwenza yebo mnumzana sonke sizisebenzi ndawonye abafazi balendawo zabo futhi ngeqiniso balazo yebo mnumzana yenza nje wonke umsebenzi oqondane lawe ongawenza futhi uNkulunkulu uza kukubusisa ngakho wulungile manje kasiboneni ngicela uchazise ubuthathu ingahlala kanjani indodana esandleni sokunene sikababa inxusela aba kubaba nxa bengasibo bantu ababili awu mngane othandekayo leso yisambulo nxa uJesu wathi nina lobaba wami simunye khona ke bengaba babili kanjani bona Manje kabakho babili. Umfazi wake wathi kimi, futhi ngangichazisa lokho, wathi, wena lomkakho libabili, kukanti limunye. Ngathi kodwa uNkulunkulu lendodana kwehlukene kulokho. Bona, ngathi, uyangibona? Yebo. Uyambona umkami? Hathi. Ngathi, khona-ke, ubaba lendodana kuthiyene. UJesu wathi, lapho ungibona, usumbonile ubaba. Bona. Ubaba lendodana, ubaba wayengusomandla uJehova, uNkulunkulu, ehlala etabhanekeli elithiwa nguJesu Kristu, owayeyindodana kaNkulunkulu egcotshiweyo. UJesu wayengumuntu, uNkulunkulu wayengumoya. Futhi akula muntu obone uNkulunkulu loba ngasiphi isikhathi, kodwa ozelweyo yedwa okababa umbonakalisile. Waye yena ubuntu bakhe, ubuyena bakhe, ubuNkulunkulu bakhe, loba yini ayeyikho, wayenguNkulunkulu. Wayengesilutho olungaphansi kumbe ulutho olwedlula uNkulunkulu. Kukanti wayengumuntu, indlu uNkulunkulu ayehlala kiyo. Kunjalo, wayeyindawo kaNkulunkulu yokuhlala kiyo. Manje nxa lifuna imibhalo kulokho, Fowethu Nevali, nxa ungangitholela umakho ongcwele, 1462, futhi udade Hudu, ungitholele abase Efesu, 120, omunye umuntu ole Bhayibhili, awu, phakamisa isandla sakho. Dade Arnold, ulalo ngemuva le kulungile, ungitholele imisebenzi 755. Kulungile, Marko 1462, Fowethu Nevayili, leka dade Hudu, ngabase Efesu 120, imisebenzi 755, udade Arnold. Kulungile, usulawo Mfowethu Nevayili, kulungile, bala manje. Futhi uJesu wathi, mina nginguye, futhi lizabona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla, futhi isiza ngamayezi ezulu.
All right. Now, what's the first phrase there? Jesus said,
Kulungile, manje khangela isitsho sakuqala lapho. UJesu wathi, nginguye.
I am.
Who are you? Nginguye. Ngubani owayenginguye? Akukaze kube lomuntu emhlabeni wonke ongakuchasisa loba lina elibala izichazamazwi lokunjalo. Akukaze kube lomuntu owayengabala kungu-JVHU. Futhi loba izifundi zamaHebheru azila kukubala, leso sihlahla esivuthayo lapho, lolo suku, lapho ehlangana loMose, kwakungu-JVHU, ngakho bakubiza JOH, Jehova, kodwa akusikho uJehova, JVHU, bona, akula muntu okwaziyo. Futhi wena uthi awu, uMose wayengela kulihlaziya, wathi ngizathi ngubani na? Wathi wothi nginguye, ukuthumile, nginguye, manje khangela, nginguye, ngenkathi yamanje, hathi nganye, kumbe ngizakuba, nginguye. Manje wathi, lesi sizakuba isikhumbuzo kuzo zonke izizukulwane. Nginguye. Manje khangela, uJesu emile lapha emkhosini ngalolo suku. Bathi, siyazi manje ukuthi uyahlanya. Amazwi alungileyo, uphambene, ukuphambana yikuhlanya. Siyakwazi ukuthi uyahlanya. UmSamariya oloDeveli, uJohane ongcwele isahluko 6. Futhi wathi, manje utsho ukuthi wabona uAbrahama, futhi uyindoda engedluli iminyaka engamashumi amahlanu ubudala. Angabe wakhangeleka emdala kancinyane okweminyaka yakhe, kodwa wayelamashumi amathathu kuphela. Kodwa umsebenzi wakhe, wathi, utsho ukuthi uyindoda engedluli iminyaka engamashumi amahlanu ubudala, futhi uthi ubone u-Abrahama, siyakwazi ukuthi uyahlanya manje, bona. Wathi, engakabi khona u-Abrahama, nginguye. Nginguye. Waye nginguye omkhulu. Lapha utshela amaJuda lawa njalo, bona. Nginguye. Futhi lapho lingibona ngisiza ngakwesokunene samandla. Kunjalo na. Vala lokho njalo mfowethu. Futhi lizabona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla futhi isiza ngamayezi ezulu. Vala owakho manje dade Hudu. Yebo mama. Awasebenzisa kuKristu lapho emvusa kwabafileyo. Futhi wamhlalisa ngakwesokunene sakhe endaweni zasezulwini. Kulungile, funda owakho dadewethu, bona, kuyafanana nje. Kodwa yena, egcwele umoya ongcwele, wajolozela ezulwini futhi wabona inkazimulo kaNkulunkulu loJesu emile esandleni sokunene sikaNkulunkulu. Manje uyabona, je uNkulunkulu angeke abe lesandla sokunene esikhulu. Bona, futhi uJesu emile esandleni sakhe sokunene. Isandla sokunene kutsho igunya. Bona, njengalokhu nje, ngabe ngangiligunya eligcweleyo lebandla, kumbe ngangingubhishopi okunye okuthile, futhi umfowethu Neville wathatha indawo yami, ubeza kuba isandla sami sokunene. Bona, lokho kutsho ukuthi yena uzakuba sesandleni sami sokunene. Manje uJesu usesandleni sokunene samandla. Manje utsho njalo lapha kwabase-Efesu lapho ekuchasisa usesandleni sokunene samandla amandla wonke emazulwini lasemhlabeni wathi ngemva kokuvuka kwakhe aphiwe ezandleni zami ngilamandla wonke ezulwini lasemhlabeni ngakho-ke hambani lifundise izizwe zonke libabhaphathize ebizweni likababale lendodana lomoya ongcwele libafundise ukugcina konke engililayo khona khangelani ngilani nsuku zonke kuze kube sekupheleni komhlaba amandla wonke amazulu lomhlaba kungaphi lokho nxa kulonkulunkulu phezulu le ngaphandle kwakhe akalamandla bona akungeke kube lomunye unkulunkulu amandla wonke asezulwini lasemhlabeni asesandleni sakhe ngakho uyabona umile esandleni sokudla njengoba umuntu ebuze umbuzo akutsho ukuthi manje khangela umzimba unkulunkulu ungumoya yebo bangaki abakuzwisisayo lokho othini ameni unkulunkulu ungumoya ujesu ungumuntu futhi ujesu wayengunkulunkulu enziwe inyama ujesu waye sasingeke sibone unkulunkulu bona ungumoya awungeke ubone umoya akula muntu owake wabona unkulunkulu loba ngasiphi isikhathi akula muntu owaye ngabona unkulunkulu futhi mangithi lokhu alikaze lingibone empilweni yenu yonke futhi kalisoze lingibone kunjalo liyabona lumzimba obonakalisayo umuntu ophakathi lapha manje lumzimba kawulampilo elaphakade kodwa umoya ulempilo elaphakade lumzimba uzabuyela kodwa uzakuza njalo ekufuzeni njengohlamvu lwengqoloyi lungena emhlabathini isikristu siniswe phezu kokuvuka hathi ukufaka okunye ukuvuka ujesu munye owaya phansi ujesu munye waphenduka nxa ungehla phansi ulekhanda elibomvu uyaphenduka ulekhanda elibomvu nxa ungehla phansi ikhanda elimnyama uzavuka ulekhanda elimnyama bona yikuvuka lapho usiyakudla ngabuza udokotela lokho kungasikude ngathi kungani lapho ngisaseleminyaka elithumi lesithupha ubudala sonke isikhathi nisidla ngivuselela impilo yami wathi kunjalo ungenisa izicucucu ezintsha isikhathi sonke wenza inyama yenza kumbe ukudla kwenza izicucucu zegazi futhi leso sicucucu segazi sikwenza uqine yiyo indlela ophila ngayo khona-ke enye into kumele ife sonke isikhathi ukuze uphile nsuku zonke enye into iyafa nxa usidla inyama inkomo yafa kumbe loba yini okudlayo lenhlanzi yafa kumbe ingqolo yafa ukwenza isinkwa igwili lafa elenza igwili futhi sonke isimo sempilo ungaphila kuphela ngezinto ezifileyo futhi ungaphila kuphela laphakade ngoba enye into yafa ujesu hathi ngoba wajoyina ibandla hathi ngoba wabhaphathizwa hathi ngoba uyazitsho ukuba ngumkristu ngoba wamukela impilo kajesu kristu eyophayo igazi elachithelwa wena futhi wamamukela njengomsindisi oqondene lawe manje nanzelela ngibuza lokhu ngifuna ukulibuza lokhu khangela lokhu kuhle mhlawumbe ngake ngafundisa ngakho kangikwazi lapha uchumayela yonke indawo uyakhohlwa lokhu okukhulumileyo kweyinye indawo ezithile kodwa ngani kunjalo khona-ke manje ngiyathemba utate smith angikwazi loba ngiyamazi umfowethu freeman kudala emuva kangaka kumbe hatshi lo trifina ngiyamkhumbula lapho esaseyinkazana encinyane uyangikhumbula lapho ngisavame ukuba ngimncinyane ngimfitshane ngikhuluphele ngilezi mnyama inwele ezimavinqovinqo ngangivame ukulwa inqinji oh ngacabanga ukuthi ngangiyindoda eligabazi emhlabeni oh ngangicabanga ukuthi akula muntu owayengangehlula hathi mnumzana kodwa ngadlelezeleka kulokho uyabona kodwa manje ngacabanga nje oh minabo ngacabanga nxa ungabeka linto emhlane wami ngingehla phansi esitaladeni lakho qiniso akula okungihluphayo futhi sonke isikhathi ngisidla ngakhula futhi ngaqina isikhathi sonke isikhathi ngifaka impilo entsha ngangisidla ikhabishi amagwili lebhinzi lenyama njengalokho engikwenzayo lamuhla futhi ngaqina ngaba mkhulu isikhathi sonke futhi lapho ngisiba phose amathumi amabili lanhlanu ngidla ngcono manje kulalokhu engangikwenza leso sikhathi lonke liyangazi ngiyazi lokho ngingadla ngcono manje sonke thina kodwa kungani kunjalo mfowethu Egan khona-ke nxa ngilokho ngisidla ukudla okungcono okuningi kwakho amavithamini angcono lento yonke futhi lapho ngisidla kakhulu ngiyabohla kancane kancane futhi manje sengisiba indoda endala elamahlombe akhotheneyo ikhanda elilempabanga futhi lisiba mpunga lezandla zithwabhana ubuso buwela phakathi amahlombe esehla ekuseni kunzima ukusukuma futhi o minabo kungani kunjalo Ngani vuselela impilo yami isikhathi sonke ngisidla. Kungani khona manje ngani thulule amanzi ejagini ngiwathela engilazini futhi agcwale okuyingxenye futhi ke aqale ukuya phansi sonke isikhathi kulokugcwala futhi lapho ngiwathulula phakathi ayehla ngokuphangisa nankoke futhi wawungeke ukufakaze ngokwezesayensi lanxa wawungakwenza. Leli libhuku yinto kuphela ukufakaza ukuthi uNkulunkulu ukumisile. Ukumisele, uNkulunkulu wasibona sisiza. Lina madoda amadala, lani lina bafazi abadala, mhlawumbe abanye bamadoda enu labafazi benu, mhlawumbe abasekho, lokho akukhathazi lutho. Haleluya! Banganeno, njenganeno kwekhetheni, belindele impela. Futhi balangazelela ukuba lani njalo, kunjalo sibili, ngeqiniso banjalo, balangazelela ukuba ndawonye njalo, iBhayibheli lathi banjalo, imiphefumulo engaphansi kwe-altari, imemeza, Nkosi, koze kube nini, bona, kabakho esimweni esiqondileyo. UNkulunkulu kasenzanga saba zingilosi, wasenza saba ngamadoda labafazi, sizahlala singamadoda labafazi, ngoba sizibunjwa, zenhlakanipho kaNkulunkulu uqobo, singahlala singamadoda labafazi. Kodwa kuyini okukwenzayo? Bona, mhlawumbe ucabanga ukuthi lapho uhamba usehla ku-altari, wena lomkakho, wakhuluma ukuthi siyathathana, omunye lomunye, ukuba ngumfazi ochade okusemthethweni, futhi sihlale ndawonye, esimweni somchado ongcwele. Futhi umusa kaNkulunkulu lokunjalo, labo bonke ubufakazi obuphayo, lomnikelo owawenzayo, into yokuqala uyazi, liqala ukunanzelela, lonke lobabili, wayemi eqondile futhi lenwele, zicazimula, lo mama la wakhe amahle, amehlo amancinyane ansundu, kumbe amehlo alubala lwesibhakabhaka, kumbe loba yini okwakuyikho. Oh, wamkhangela kanjani, waphuma phandle, wakhangela kubaba, manje lulamisa lawo mahlombe, futhi ngemuva kwesikhatshana, aqala ukukhothama, umama uzaqala ukuba lenwele ezimpunga, umkhuhlane wamathambo ungene lokunjalo, emva kwesikhatshana, usehambile owesifazane, kumbe usehambile owesilisa. Kwakuyini, lapho uNkulunkulu ekubona umile lapho wathi, yikho, yiyo indlela engikufuna ngayo, kulungile. Kufa, wena woza, kodwa awungeke ubathathe ngize ngikuvumele. Oh, ngicabanga ngoJobe. Yebo, uNkulunkulu wayekhangele phansi. UJobe wayesazi ukuthi uNkulunkulu wayemthanda. Futhi nanzelela, angeke akuthathe. Wathi, usulaye ezandleni zakho, kodwa ungathathi impilo yakhe. Futhi ke into yokuqala uyazi, amahlombe aqala ukukhothama, futhi emva kwesikhatshana awusekho. Kuyini okwenzakalayo? Manje ekuvukeni akuyikuba lento eyodwa efanekisa ukufa. Akuyikuba lento eyodwa efanekisa umhlaba. Okwalokho, bona, wawusiza ngentando kaNkulunkulu. Wawunempilo, khona-ke, ukufa kwangena kwakwehlisa. Usidla ukudla okufanayo lakho konke. Unatha uhlobo lwamanzi afanayo, yonke into. Kodwa ukufa kwangena. Kodwa umfanekiso usuvele wabekwa. Haleluya! Ekuvukeni uzakuba impilo njalo. Futhi akusoze kube lokufa kumbe ukufana lokufa, kumbe ukuluphala kumbe izigoga kumbe enye into. Ukungafi, siza kuma emfanekisweni wakhe, siphelelisiwe, kuze kube nini nini. Haleluya! Oh, ngilokho kungenza loba ngubani amemeze, ikakhulu lapho ufika eminyakeni yami. Iminyaka yami ngicabanga lapho ucabanga ngakho okwedlula loba nini. Ukulowo mfanekiso wokuguquka, uyabona, uyaqala ukumangala. Kumayelana ngani konke? Kuyini engikwenzileyo? Ngikhangela ngemuva phansi lapha, ngicabange, mina bo, bakithi, awu, sokuye ngaphi Nkosi? Nanku ngilapha, iminyaka engamatshumi amane lesificaminwembili ukudala, elinye iminyaka emibili, ngiza kuba ingxenye yekhulu. Kuphela ngikhangela nje imiphefumulo embalwa engiyizuzileyo. Ngifuna ukuzuza izigidi lezigidi ezinengi. Nkulunkulu, ngisize. Ngiba lenhloni ngokwami, loba ukubuya ngekhaya okwekhefu. Cabanga, oh, isivuno sesivuthiwe, futhi izisebenzi zintutshwane, izigidi, esonweni lehlazo, ziyafa nsuku zonke. Lalela ukubiza kwabo. Ngiya embhedeni ebusuku, futhi ngizwe amahedeni amancinyane ahawulayo, ehlaba umkhosi ngaphetsheya elizweni, ukuthi abuya njani, ngezinkulungwane, edonsa emva kwami, futhi nginile phandle egcekeni lendizamtshina, lapho okwakufanele babe lamasotsha phandle lapho, ukubavimbela, ukuzwa nje indaba kaJesu Kristu. Futhi lapha singancenga, futhi sikhanyise ephepheni lakho konke okunye, futhi sibatholele indawo enhle kakhulu ukuze bahlale phansi, ukulitshaziswa okukhulu. ngokuhlabela okuhle baza kuza futhi aw ngithemba ukuthi lokho kwakulungile akusikho kokholo lwami loba kunjalo oh minabo kungadonsa kuze kube nini akusozi akulunganga futhi silapha siphosela amakhulu amabhiliyoni amathani okudla sikubeka egabheni lengekeza futhi labo bantu bangakwamukela ngokuthokoza futhi bayizidalwa zomhlaba okufanayo lalokho esiyikho ninabo thina aw lokho angeke kwenze kanjalo futhi okwesikhathi eside kulungile manje kubani ubaba ubaba lendodana abamunye khangela kujohane wokuqala 5:7 kwathi kulabathathu abafakazayo ezulwini ubaba ilizwi okuyindodana ubaba indodana lomoya ongcwele laba bobathathu bamunye kulabathathu abafakazayo emhlabeni okungamanzi igazi lomoya yizo izinto ezintathu ezaphuma emzimbeni kakristu bagwaza uhlangothi lwakhe amanzi aphuma igazi laphuma ezandleni zakho ngibeka umoya wami nankoke yizo izinto ezintathu lezi ezintathu azikho zinye kodwa zivumelana kokunye ubaba indodana lomoya ongcwele ujohane wokuqala 5:7 uthi laba bobathathu bamunye amanzi igazi lomoya kuvumelana kokukodwa hathi ukuthi kunye kodwa kuvumelana kokukodwa ngakho ubaba futhi into kuphela leyo umzimba ongayenza lapho unkulunkulu engazibona ukuthi ngesijeziso lomzimba owadlula kuso nanko ukuphambana ukungenela khona lapho uyabona yikho lapho wabona lelo gazi limile phakathi kwakhe lokwahlulelwa nanti ilizwi lakhe lathi ngosuku usidla kuwo lolo suku uzakufa futhi lapha uJesu wathi ngi kodwa ngathatha indawo yabo bona ngathatha indawo yabo kumbulani indaba yami ngobunye ubusuku lapho ngabona umbono womfazi emubi sibili owayesekamelweni lapho futhi ngangimtsala ngathi uNkulunkulu kungani ungadubuli indawo khona-ke wangitshengisa bona futhi ngaya kuye futhi ngamtshela lokho okwakwenzakele manje lo ngumbuzo wami wokucina uyacabanga ukuthi ngokutsho kombhalo ukuthi amajuda aza kwamukela uKristu ngaphambi nje kokuhlwithwa kwebandla ngiyakholwa sibili ukuthi ukuhlwithwa kwebandla lo ngumbono wami bona futhi nxa besile sikhathi besiza kuthatha konke kodwa sokwedlule elesificamunwemunye manje khangela ngiyakholwa ukuthi amajuda aza kwamukela uKristu ekubuyeni kwakhe kwesibili manje khumbula ukuze ukuthi umuntu akwazi lokhu amehlo ethu ayephumputhekisiwe kumbe amehlo abo ayephumputhekisiwe ukuze samukele ukubona kwethu loba ngubani uyazi imibhalo ikhuluma ngalokho kunjalo na uPaul uyasitshela ukuthi okwethu ukuthi sasiphumputhekisiwe ukuthi amajuda ayephumputhekisiwe ukuze samukele uKristu bona futhi sisihlahla somhlwathi seganga esikhunyelwe ngesimo sobuntwana esihlahleni manje nanku umbono wami ngizalinika nje bayangibuza ucabanga ukuthi manje nansi indlela engicabanga ukuthi kuzathatha indawo kangazi loba yini okuyikho ngileqiniso ukuthi ngomusa kaNkulunkulu lesiyawu sakhe siza kuba khonale bona ngomusa wakhe loba yini okuyikho ngingabe ngingenelisi ukukucabangisisa kodwa nanku lokho engikucabangayo ngiyakholwa sisesikhathini sokucina ngiyakholwa isikhathi sabezizwe sesiphela khona manje ngiyakholwa sisekupheleni futhi manje amajuda lapha kube lezinto ezimbili ezihlezi ziphambanisa amajuda bebeyiziphofu bebengakuboni futhi ngenxa yokuthi abezizwe okwento eyodwa isikhathi esiningi ngakhuluma lo mjuda eBenton Harbor Dade Smith futhi uyazi lokho akutshoyo kimi ngale kwenye yalawa ama-Israyeli indawo zako-Israyeli lapho lumbuzo ngokusiliswa komuntu oyisiphofu futhi wathi awungeke uqume amajuda ekubeni awungeke uqume uNkulunkulu eziqeni ezintathu futhi umnike umjuda umenze yena ubaba indodana lomoya ongcwele wathi awungeke ukwenze lokho kumjuda kasi sibo bakhonzi bezithombe wathi sikholwa kuNkulunkulu munye bona futhi ungaya ekwenzeni uNkulunkulu abe mthathu uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu indodana loNkulunkulu umoya ongcwele ngeqiniso uyaphumputhekisa umjuda khona lapho ngoba wazi ngcono kulalokho lokho kuza kwenza umkhonzi wezithombe ngokuyikho nje njengoba ukukhonza izithombe kuyikho kulabo uNkulunkulu abathathu kumele ubenze babe nguNkulunkulu munye lokho akusibo uNkulunkulu abathathu Kungama ofisi amathathu kaNkulunkulu ofanayo. Bona uNkulunkulu wasebenza kubaba, wasebenza ekudodaneni futhi usebenza manje esikhathini sikaMoya Ongcwele. NguNkulunkulu munye ofanayo. Yiso isizathu sathunyelwa ukubhabhathiza ebizweni likaBaba, indodana, uMoya Ongcwele. Ngoba hathi ebizweni le, ebizweni, hathi emabizweni, hathi emabizweni, kumbe ebizweni likaBaba, ebizweni lendodana, ebizweni likaMoya Ongcwele. Kodwa ebizweni likaBaba, indodana, loMoya Ongcwele. Bona, unanzelela uNkulunkulu ofanayo ngokwakhe, enguKristu. Bona, nguye lo onguye, akungeke kube ngenye indlela. Bona, futhi umbhalo, futhi ke nxa isambulo sethu siphambukile, khona-ke uPetro labanye babapostoli bafundisa into engayisiyo, ngoba wonke umuntu weBhayibhelini wabhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu Kristu. Akula muntu oyedwa owake wabhabhathizwa kwelikaBaba, indodana, uMoya Ongcwele. Yimfundiso yesiKatolika. Ngingakufakaza yini ngamazwi abo futhi lezichazamazwi zabo lakho konke? Isivumokholo seKatolika futhi hathi imfundiso yeBhayibhili. Futhi akula muntu, lenkosi yeNgilandi yabhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu ngokungaba iminyaka engamakhulu ayisithupha emva kokufa kompostoli wokugcina. Lapho ingakabizwa ngitsho langokuthi yiNgilandi, leso sikhathi yayibizwa ngokuthi ilizwe lengilosi. Yikho lapho okwavela khona ibizo, wabhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Okwamphendukisayo kwakuyinkonjane encinyane lapho, nxa ngingacabanga, hathi u-Anjelo Ongcwele. Lalingubani ibizo lakhe manje? U-Agabus Ongcwele. Ngiyakholwa kwakunguye. Angisoze ngibe leqiniso ngalelo bizo manje, kodwa kungenani, waya phezulu lapho futhi bathola okunye kwalokhu. Bababiza ingilosi ngoba abantu lamaSiriya lokunjalo babemnyama ngombala, futhi laba abesilungu babelezinde ezimhlophe, inwele eziphotheneyo, inwele ezimhlotshana, Anglo-Saxon, yazi, amehlo alubala lwesibhakabhaka. Futhi bathi bakhangeleka njengengilosi, futhi ke bakubiza ilizwe lengilosi. Futhi inceku yenkosi yaya phezulu lapho, futhi yayitshumayela enkosini yabo, futhi babehlezi kwenkulu evulekileyo indawo yomlilo. Ngangibala imbali yakho kungasikude, futhi inyoni encinyane yaphapha yangena ekukhanyeni futhi yabuyela phandle. Futhi inkosi yabuza umbuzo, uvele ngaphi njalo lokuthi uye ngaphi? Bona, weza ekukhanyeni futhi sambona, futhi wabuyela phandle ebumnyameni. Akusiyo ndlela umuntu ayihambayo na? Wathi, kodwa wayeyini ngaphambi kokuba angene phakathi lapha? Watsho umtshumayeli, bona, bayibamba inkosi lokho, futhi ukusa okwalandelayo, yena lemuli yakhe babhabhathizwa ebizweni likaJesu Kristu. Kunjalo, khona-ke kwasekusithi umuntu wokuqala owake wafafazwa kumbe owake wabhabhathizwa ngalo bayiphi indlela ebizweni likaBaba, indodana, uMoya Ongcwele, kwakusebandleni leKatolika. Ukufafazwa kokuqala okwake kwathatha indawo kwakusebandleni leKatolika. Ukuthulula kokuqala okwake kwathatha indawo kwakusebandleni leKatolika. Ibandla lamaProtestanti lalihlezi libhabhathiza eBhayibhelini abapostoli ngokucwilisa ebizweni likaJesu Kristu. Yonke indawo, thola nje indawo eyodwa lapho kwakulenye into. Bona, manje kulokhu lesi isikhathi esikhulu, amaJuda angeke ngabuza lo rabi ngathi, rabi, kungakunzimela ukuthi ukholwe abaprofeti? Wathi, ngiyakholwa abaprofeti. Ngathi, ku-Isaya 9:6 wayesitshoni, sizalelwe indodana. Wayekhuluma ngobani? Wathi, wayekhuluma ngoMesiya. Ngathi, khona-ke uMesiya uza kuzalwa yini? Yebo, uza kuzalwa. Ngathi, khona-ke nxa eza kuzalwa, ulo uza kuba lo mama? Yebo, ufanele abe lo mama, futhi ufanele abe lo baba futhi. Wathi, ngathi ngempela, futhi kungaba nzima kuwe ukuthi ukholwe ukuthi lokho akungeke kube ukuthi uNkulunkulu uJehova omkhulu owavula ulwandle olubomvu wayengeke azale lingane ngokuzala okumsulwa. Bona, nango elapho. Wathi, kodwa awungeke umenze onkulunkulu abathathu? Ngathi, akayisibo onkulunkulu abathathu. Ngathi, yibuhlobo bani uMesiya aza kuba yibo kunkulunkulu? Wathi, uza kuba ngunkulunkulu. Ngathi, manje usukutholile, manje usukutholile, ungunkulunkulu, yikho kanye. Khona-ke wazama ukungitshela wathi, awu, lindoda yayilisela uJesu waseNazaretha, wayilisela. Ngathi, rabi, wayilisela kanjani? Awu, wathi, imibhalo yenu uqobo yathi ukuthi wangena ensimini yamabele ngosuku lweSabatha futhi wathatha amabele. Ngathi, manje rabi, wazi ngcono okuneni ngombhalo kulalokho. Umbhalo wakho uqobo uthi lokho kusemthethweni, kusemthethweni emuntwini ukuya kudla amabele ngokufuna kwakhe, kodwa engawafaki phakathi kwesaka lakhe futhi aphume lawo. umthetho wenu uqobo borabi futhi wema lapho kancinyane wakukholwa ngoba wakufakaza wathi ngemva kwesikhatshana wathi awu kuyini okwabangela amehlo kaJohn wathi ukwenze njani ngathi ebizweni likaJesu Kristu yena akazange abekwazi wathi awu awungeke uqube uNkulunkulu abe iziqa ezintathu ngathi wayenguJehova ebonakalisiwe enyameni rabi yena yikho lokho ayeyikho wayenguJehova enyameni ibizo lakhe lobuntu kwakulibizo lokuhlenga ngoba akula elinye ibizo eliphiweyo ngaphansi kwezulu lelo umuntu angasindiswa kuphela ngalelo bizo lomuntu lokuhlenga inkosi uJesu Kristu kunjalo wayenguNkulunkulu unguNkulunkulu uza kuba nguNkulunkulu kuze kube nini yikho kanye inkosi uJesu Kristu. Manje ngiyakholwa ukuthi ibandla labezizwe masinyaliza ukuphelela komzimba webandla labezizwe iminyango phakathi uJesu wathi kuMathewu 24 ngizathatha umbhalo lo owodwa okomzuzu wathi baza kunyathela phansi imiduli yaseJerusalema kuze kuphele isikhathi sabezizwe. Manje khangela kwanikwa inkosi yethu uJesu kuMathewu 24 ukuthi amaJuda aza kukhutshwa endabeni yangakhona. UDanyeli wathi emuva le kubaprofethi bakudala wakhuluma ukuthi kusaseza kuba lamaviki angamashumi ayisikhombisa abekiweyo kumaJuda futhi uMesiya wayeza kuza inkosana futhi kuzaprofetha phakathi kwamaviki angamashumi ayisikhombisa okwakuyiminyaka eyisikhombisa wayeza kukhunywa ngaphakathi. Khangela ukuthi kwakuphelele okunganani uJesu wathunyayelwa khona kanye iminyaka emithathu lengxenye futhi wabethelwa kodwa kulabathathu lokho kubuye phakathi kwalumbuzo omunye lapha kusase le minyaka emithathu lengxenye eyabelwe kibo kumaJuda kufanele kube njalo. Manje nxa ungathatha usambulo isahluko 7 uJohane wabona inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amanelwane zamaJuda wonke efakwe uphawu zawezizwe ezilitshumi lambili zakwe-Israyeli. Bona lokhu engikutshoyo kukanti ngemuva kuzathatha indawo okokubuya. Manje khangela ukuthi kuhle okunganani singakavali manje khangela ukuthi kuhamba kanjani ngalapho. Manje lawo maJuda afiphazwa manje lawo amaJuda lapha abaningi babo lapha nje ba yakwazi ukuthi banjani baphethe inotho yomhlaba futhi nje banga bangabantu bemali futhi yikho kuphela ongakwenza ngakho bona futhi bayizikholo sibili futhi abakhathali futhi bangeke balalele kodwa akusibo labo ayekhuluma ngabo nxa ungananzelela. Manje abezizwe manje khangela kusasele iminyaka emithathu lengxenye kulawa amaJuda manje uJesu wathi idolobho leJerusalema lizanyathelwa ngabezizwe kuze kuthi isikhathi sabezizwe. Manje linabantu elingakholwa ezikhathini lithini ngalokho kuze kuphele isikhathi sabezizwe futhi lapho isikhathi sabezizwe sesiphelile isikhathi sabezizwe sesiphelile khona-ke idolobho lizabuyiselwa kumaJuda futhi uJesu waqhubekela phambili esitsho ukuthi isizukulwane wathi lapho liphuma phandle futhi libone isihlahla somkhiwa sikhupha amahlumela aso futhi zonke ezinye izihlahla zihluma wathi liyazi ukuthi ihlobo selisondele wathi ngokunjalo lapho libona lezi izinto zigcwaliseka yazini ukuthi isikhathi sesisondele emnyango futhi ngiqinisile ngithi kini ukuthi lezi sizukulwane asiyikwedlula kuze kuthi lezi zinto zigcwaliseke. Manje bakukhangelela kuleso sizukulwane yikho lokho ayekhuluma ngakho ngitsho lakancane lalela wathi isizukulwane esabona isihlahla somkhiwa sikhupha amahlumela aso. Anje khangela wathi isihlahla somkhiwa lezinye zonke izihlahla anje ngamanye amazwi kuza kuba lemvuselelo yomhlaba wonke ngaleso sikhathi. Manje khangela lesi siprofetho ukuthi sisebenza njani phakathi lokuhlangana nje phakathi ngokupheleleyo. Manje khangela zonke ezinye izihlahla ziphumisa amahlumela azo zivuseleleka isihlahla lapho siphumisa amahlumela aso siyavuseleleka kunjalo na. Manje loba ngubani uyakwazi umfundisi wesiprofetho ukuthi isihlahla somkhiwa sihlezi singumJuda siyakwazi lokho kungumJuda. Manje futhi khangela kuJoweli lapho ekuthatha wathi lokho kungogoyo wakuchiyayo icimbi lakudla lokho icimbi elakuchiyayo intethe yakudla lalokho intethe eyakudlayo nxa ungananzelela leso isibungusinye esifanayo izigaba ezehlukeneyo umhogoyi icimbi intethe konke kuyisibungu esifanayo kuyizigaba ezithiyeneyo nje ezempilo yaso. Manje khangela leso sibungu esifanayo saqala ukudla leso sihlahla samaJuda ngemuva le kwasiqhumela phansi futhi saqala ukudla lokudla kwaze kwakusa esidindini kodwa ke wathi ngiza kubuyisela kutsho inkosi yonke iminyaka leyo icimbi elakudlayo Uthi ngizakwenza abantu bami injabulo. Bona, manje isihlahla sesidliwe safika esidindini. Abezizwe babethunyelwe kuso. Lokho kuliqiniso. Lulungile. Kufanele sithele isithelo. Manje lapho isikhathi sokucina sisiza. Lapho sisiya phansi ekucineni. Nga ngikubona kahle, ivangeli linjalo, kumele kube lemvuselelo enkulu ethatha indawo. Manje belikwazi ukuthi ifulegi yesijuda, ifulegi endala emhlabeni wonke, futhi yayibekiwe ingasebenzi okweminyaka ezinkulungwane ezimbili, ukwedlula lokho okweminyaka engaba ngamakhulu angamashumi amabili lanhlanu. Ifulegi yamajuda, leyo nkanyezi elemicijo ezithupha kaDavida, ayizange iphaphe okweminyaka engamakhulu angamashumi amabili lanhlanu. Kusukela ekuthunjweni kweBhabhiloni, futhi manje, ngoba umbuso weRoma wabathumba, futhi uMesiya wabuya futhi bakwala, futhi bahlakazeka emimoyeni emine yomhlaba. Kodwa belikwazi ngonkwenkwezi ngosuku olwesithupha 1946, leyo fulegi yabuyela phezu kweJerusalema njalo. Belikwazi ngonkwenkwezi usuku lesikhombisa 1946, ingilosi yenkosi yabonakala kimi usuku olwalandelayo phezulu lapha, futhi yangithuma emhlabeni wonke ukuyaletha imvuselelo ukuza okwalandelayo. Lapho leyo fulegi iphakanyiswa eJerusalema ngokutshona kwelanga, leyo mini ingilosi yenkosi yabonakala lapha e-United States ngesikhathi esifanayo. Lapho ubona isihlahla somkhiwa lezinye izihlahla zihluma. Bangaki abakhumbula inkanyezi ile ngaphansi lapha emfuleni u-Ohio iminyaka eminingi edluleyo, lapho esithi nanku umpikitsha wakho lapha lakhathesi. Lapho esehla phansi wathi umbiko wakho uzahamba njengomanduleli ekubuyeni kwesibili, njengoJohane wahamba njengomanduleli ekubuyeni kokuqala. Futhi khangela, sekwathanyela imvuselelo kubhoda umhlaba amachumi ezinkulungwane aphindwe ngezinkulungwane lezinkulungwane lemvuselelo enkulu. Bonke abezomthetho labo bonke abehlukeneyo ngalapho elizweni lamabandla amakhulu athi insuku zikaBilly Sunday sezedlula. Kodwa lapho bebona ibandla liqala ukuvuseleleka abantu kazana, kwakumele bavale inhloni zabo. UCharles Fuller wayengabe ethethe indawo, kodwa wayemdala kakhulu. Ngakho bahamba loBilly Graham. Uthi uNkulunkulu wathatha uBilly Graham kumbe ibandla leBaptist lakwenza, futhi bonke bambuthanela. Uthi uBilly Graham kafiki ekubeni yingxenye yomtshumayeli, umfowethu Neville ayiyo ekubeni ngumtshumayeli. Hathi hathi ngithola kancane, kodwa kuyini babefanele bakwenze? Kuyaphila futhi wonke umuntu ekubuthanele, ebuthene ngalapho. UBilly ukhuluma into efanayo. Bona kwakufanele bakwenze, futhi kwakufanele kwenziwe ukugcwalisa ilizwi likaNkulunkulu. Babengela moya wokubuthana ngalapho, ngakho kwadingakala ukuba bathathe ilizwi ukubuthana ngalapho. Ngakho bakwenza, futhi uBilly ungumtshumayeli welizwi futhi okahle, futhi babuthana ngalapho. Ngakho lokho bafaka bonke abazibiza nje ngebizo labapholileyo ekubuthaneni kwabo. Futhi umuntu kamoya lokusiliswa kwaphezulu lamandla lokusebenza lokunjalo ngezimangaliso zikaNkulunkulu, faka lokhu ibandla umlobakazi ohlwithiweyo lamafutha esibaneni sakhe umfake emvuselelweni. Bona futhi ibandla eliyilo nje ngebizo elipholileyo lali lemvuselelo yalo, futhi nangu Israyeli echibilika lemvuselelo yakhe. Ngilefilimu phezulu lapho endlini yami khona manje imizuzu emithathu kuze kube phakathi kobusuku, futhi silomfanekiso walawo majuda engena lakubona kulukhu magazini, futhi imikhumbi ipakitshiwe isiza ivela khona lephansi e-Irani laphansi lapho. Lawo majuda ayengakaze abekwazi ukuthi uJesu wake waba semhlabeni behla phansi lapho ekuthunjweni kweBhabhiloni. Yikho kuphela ababekwazi. Balima lakubona kulukhu magazini kumbe ilayifi lawo, lapho ababelima ngezilimiso ezindala zokhuni, futhi lapho bebona lezo ndizamchina zingena bacabanga lokhu yikho ngoba uNkulunkulu wabatshela baza kuba bephansi lapho, futhi baza kubuyiselwa eJerusalema empikweni zengqungqulu. Kunjalo nampo belapho, futhi umJuda wathi lokhu yikho bakwela. Kunjalo futhi silayo impikitsha yabo lelizwi labo uqobo, futhi bebuzwa bevela kuwo wonke umhlaba jikelele. Abanye babo bethwele abadala babo emhlane yabo, futhi bona beyizipofu bekhogekile, futhi bephuma emikhumbini kuzo zonke indawo zomhlaba bengena, futhi baqala ukudobha amadwala bewabeka emasakeni bewadobha phansi. Futhi lamuhla bathole imithombo yamanzi okuyiyo enkulu, ilizwe elikhulukazi kwezokulima emhlabeni. Ulwandle olukhileyo luphethe inotho eningi ukwedlula wonke umhlaba ubekwendawonye. AmaJuda ayaphenduka, bekufihliwe kwabezizwe, kodwa sebehluma njengeluba. Bathi kibo amaJuda bathi seliphenduka uzofela elizweni lekhaya. Bathi siphenduka ukuzobona uMesiya. Ungaphi na? Ufanele abe lapha.
Mfowethu,
lapho ubona isihlahla somkhiwa sikhupha amahlumela aso, wathi lesi sizukulwane asikwedlula kuze kuthi konke kugcwaliseke. Khangela imvuselelo kulaba abemkhuba nje, khangela imvuselelo kulo ibandla, khangela imvuselelo ebuya lamaJuda, bakhangele ukubuya kukaMesiya. Ibandla eligcwaliswe ngumoya, umlobokazi kanye intombi ezilamafutha ezibaneni zazo zizahamba edilini lomtshato. AmaJuda aza kuthi lokhu yikho nango uNkulunkulu wethu ebesimlindele. Nanko lapho inkulungwane ezilikhulu lamachumi amanelane abakoraseleji abaxubaniseka khona. Nanko lawo maJuda amileyo lapho aza kumamukela bathi, nango uNkulunkulu wethu ebesimlindele. Bazambona bathi, wawathola ngaphi? Wawathola ngaphi amanxeba esandleni sakho? Wathi, ngawathola endlini yabangane bami. Kunjalo indlu yabangane bami. Kuyini aza kwenza? Ibandla labezizwe lizabuyiswa enkazimulweni lomlobokazi uzatshatiswa kuKristu. UJosefa wazazisa kanjani ebantwini bakhe? Wakhupha abezizwe bonke ebusweni bakhe. Ngeqiniso wakwenza. Kuyini okuza kwenzakala kunsali yenzalo yomfazi? Umgobho wakhafula amanzi ephuma emlonyeni wakhe ukwenza impi. UJesu wathi baza kuphoselwa ebumnyameni obungaphandle, futhi kuza kuba lokukhala lokulila lokugedla amazinyo. Amahola amakhulu okuzingelwa lezilingo kuza kuza ebandleni labezizwe. Kuyini okuzathatha indawo ngaleso sikhathi lapho ukubulawelwa ukholo kusiza, lapho uNkulunkulu esehlukanise yonke into kuwo amaJuda phetsheya? UJesu uzaphenduka njengalokho uJosefa akwenzayo. Lapho besizwa uJosefa, lapho esusa bonke abalindi bakhe, lakho konke okunye, futhi wabona uBenjamini omncinyane, labo bemile lapho, labo bephenduka ngokubulala uJosefa. Bacabanga ukuthi babebulele uJosefa, futhi nango emile phambi kwabo, wathi, "NginguJosefa, ngingumfo wenu." Bona-ke bathuthumela sibili, "UnguJosefa, manje siyamazi." Lapho eza kuthi, "NginguJesu, nginguMesiya." Baza kuthi, "Oh, minabo, manje kuyini esiza kwamukela? Konke kwenzelwa inkazimulo kaNkulunkulu. Akusoze kube ngeyakhe." Awu, babemuzwa ekhala kuze kufike khona endlini yobukhosi kaFaro. UJosefa ebakhalela, "Lindani kuze kuthi uJesu abone lawo maJuda okwakumele awaphumbuthekise ukuvumela thina abezizwe sibe lethuba lokungena. Lelo kuza kuba lihola. Ngiyalitshela, uzathatha lawo maJuda. Ungakhathazeki, wona amaJuda azasindiswa." "Yebo, mnumzana, kufanele ukuthi kube khona lapho, futhi lowo ngumqondo wami. Ngakho angikuboni khona kwenye indawo embhalweni. Kumele ugcine labo abathathu ndawonye njalo. Kumele ugcine intombi eleleyo, ibandla ngokubizwa nje elivumayo. Bona, kumele uthole ibandla lelo liJuda kuqala, iJuda kuqala okungumuntu nje ophumputhekisiweyo elindele eceleni komzila. Kumele uthole inyathelo elilandelayo okuyintombi eleleyo elibeleyo, futhi nje yaphuma manje yahamba ebandleni, futhi yajoyina ibandla, futhi umfo omuhle sibili. Khona-ke kufanele uthole ibandla ngokukamoya, ukuhlwithwa umlobokazi. Nango emile labo bantu abathathu, awungeke abaxutshaniswanga, hathi lakancinyane, abafanani, hathi umJehova Witness esithi kule nkulungwane elikhulu lamachumi amanelane umlobokazi. Lokho kayisikho. AmaJuda, bona kulo mlobokazi amaJuda lentombi eleleyo, futhi ubathola bonke, futhi bathi awu, bonke bathathu endaweni ezehlukeneyo, bonke ngamaqembu abantu amathathu ehlukeneyo. Qiniso abangeke. Khona-ke lapho uJesu ephenduka emhlabeni, amaJuda ayini? Abathenwa bethempeli. Futhi lapho uJesu ephenduka, ubuya lomlobokazi. UJesu ubuya kathathu. Wabuya okokuqala ukuhlenga ibandla lakhe, ubuya okwesibili ukwamukela ibandla lakhe, uyabuya okwesikhathi sesithathu lebandla lakhe. Bona, khona kanye. Ngakho konke yikubuya kunye okukhulu okupheleleyo. Konke nguNkulunkulu munye omkhulu opheleleyo. Konke nguKristu munye omkhulu opheleleyo. Ibandla linye elikhulu elipheleleyo. Ukuhlengwa kunye okukhulu okupheleleyo. Yonke into ibuya ebuthathwini, kodwa konke kukunye. Bona, akusibo bantu abathathu, hathi okuthathu lokhu. Kungumuntu munye, ibandla linye, umzimba munye, uKristu munye, inkosi inye. Kini lonke lokudlulisa, kini lonke lokunjalo njengalokho Konke kunye inkosi ilibusise ngilishalise okwesikhathi eside sibili. Inkosi ithanda manje uba ngingabuya njalo ubusuku obulutshwane kumbe ngesonto ebusuku kumbe enye into enjengaleyo nxa umalusi lapha engelalutho enhlizweni yakhe ngizazama ukuphendula leyi elapha. Oh, kule minye emihle lapha bangaki abangathanda ukuyizwa. Oh, ngiyayithanda nje mangidlule kuyo njalo ngokuphangisa sibili singakabuyiseli inkonzo kumalusi. Lalelani nje kulokhu. Kungaphi lapho amatshe amelani lawo matshe kusambulo 21 lo muhle. Chasisa izilo ezine zikasambulo 5 nanko omunye omuhle. Ngobani abadala abangamashumi amabili lani nanko omunye omuhle. Bona yayisitshoni intambo ebomvu kaGenesis 38 liyakhumbula wahamba wathatha umalukazana wakhe uQobo futhi waphila laye njengesifebe futhi wenza imbadalo futhi wamupha futhi-ke lapho umntwana ephuma bafaka intambo ebomvu esandleni sakhe wafuqela phandle futhi-ke wasephenduka phakathi olandelayo wabuya phambi kwakhe. Oh, lo muhle ngeqiniso uyiwo. Ziyini izipho eziyakuthunyelwa mayelana ngokufa kwabafakazi kusambulo 11? Yikho lapho uMose lo-Elija bephenduka okwemvuselelo yalaba inkulungwane ezilikhulu lamashumi amane lani. Ziyini izipho? Khangela ukuthi zona ziyini. Lokho kuhle. Baza kube bengaphi abangcwele emva kweminyaka eyinkulungwane? Nanko omuhle mfana. Bayo Musa, baza kuba lo mzimba bani na? Siza kwahlulela njani ingilosi? Kungani inwele zisiba ngezengilosi kwabaseKorinte bokuqala ebhukwini labaseKorinte bokuqala eminye emihle emihle sibili? Inkosi ilibusise. Ngithemba inkosi izasivumela ukuthi sihlangane futhi sixoxisane lezi izinto konke kungokwenkazimulo yakhe. Singangavumelani phezu kwemiqondo yabo, kodwa ngiza kutsho into eyodwa. Nxa lonke lingathola intokozo enkulu liyizwa yona lapho ngisenza ekukhulumeni ngayo, siba lesikhathi esimangalisayo. Amen, amen. Kulungile, inkosi ibe enhle kini manje. Lingakhohlwa izinkonzo, umsakazo kamfowethu Neville manje oku-WLRP ngomgcibelo ekuseni ngehola lesificamunwemunye nta abakoNeville abane bomculo futhi ngileqiniso bazalenzela kahle. Vulani libalalele futhi nxa ngingenelisa, nxa ngingaphenduka ngesikhathi kumbe ngibone, ngiza kubuyela emuva ngizabiza umkami nxa inkosi ingangivumela ukuyabona othandekayo umfowethu Bosworth omdala ngilina lonke futhi ngizaphenduka ngesonto ebusuku. Inkosi ibe enhle kini manje futhi mfowethu Malusi oza lapha okomzuzu nje futhi makuthi athathe inkonzo futhi
Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Ngiyakuthanda lokho. Bangaki abakhulekayo ekhaya lakho? Kasiboneni bonke. Ah, bonke kulungile. Hlalani eduze loNkulunkulu libe bahle bantwana abancinyane. UNkulunkulu uzalibusisa. Kulungile mfowethu Neville.